Lingahla laphansi ngiyaxolisa ukuba ngenze lokho mfowethu Porters kodwa bekule ndaba eyisiphangi phangi khona phandle ngale ubesifa ngemvukuzane futhi nje ngasi ngisiya fika kukho nje ngiyazi lizangixolela ngalokho ngakho sokulungile ngiyazonda ukuphuza bengilindele nje kancinyane lokuhlangana labangane futhi ke ngeza kuleyi ndaba elethiweyo embi sibili sibili ngakho ngasemfika kiyo khona ngokuphangisa ngangazi nje ukuthi qalise njani leyi mini bengicabanga emgwaqweni ngaphaya kuyini engingakutsho kubalaleli babantu njengalabo lo ube ungumhlangano obalulekileyo kini futhi kangitsho lokho ngoba ngiphambi kwenu nje ngiyakutsho ngoba kuvela enhliziyweni yami futhi ngifuna ngamunye walaba abathumayeli babekwazi ukuthi ngikuthatha lokho njengomunye yemihlangano yami emikhulukazi esengake ngaba layo kunjalo ngenxa yokubambisana kwenu okuhle yikho okumangalisayo sengabona izikhathi lezo lapho babese ngake ngaba labaningi embuthwaneni besiza ngobuningi kodwa angazi ngibone umhlangano engake ngaba lawo empilweni yami njengobudlelwano obumnandi ukwedlula engibe lakho phakathi kwenu bazalwane uNkulunkulu alibusise ngiyathemba ukuthi amabandla enu azakhula futhi angezelele kuze kungabi lasiphetho kuphi ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu aligcine enkonzweni aze abuye lo ngumkhuleko wami oqinisekileyo futhi ngibe lakho lapho engibe labathumayeli abaningi ekusebenzelaneni njengakwezinye izikhathi e-Afrika, India njengalokho lapho esasibaphose lekhulu kubhodi kodwa akukaze kube lesikhathi njengaleso ngokubonakala ngemuva kwami inhliziyo yami inye futhi lengqondo inye lokho kuyamangalisa sibili ngiyakuthakazelela lokho bafowethu futhi mina sibili loba yini engingalenzela yona khumbulani nje ngingumfowenu ubusuku kabubi kunyama kakhulu izulu kalikuna kakhulu kodwa ngiza kwenza loba yini engingayiyenelisa ukulincedisa ukuquba leli vangeli elikhulu kumbe ngilenzele olunye ulutho uNkulunkulu ahlale ekanye lani ngifuna njalo ukuthi ngithi kumfowethu omncinyane lapho uRoy Porters ngibemazi nje umfowethu Porters okwesikhathi esifitshane ngangihlala ngifuna umuntu owayeza ngihlelela imhlangano umfowethu Roy wayekhangeleke echaya khona endaweni akasuye umthumayeli ungusomabhizimusi ngamvumela wahlela emibili kumbe emithathu imhlangano ukubona nje lokho ayengakwenza futhi lokho yikho okuphumileyo ingqondonye futhi ngokujwayelekileyo nxa umthumayeli ebuya ukuzolihlelela imhlangano awu uhlezi kukhona umthumayeli oleyinye into futhi ule mfundiso kumbe enye into njalo leyo afuna ukuyiletha futhi angene phakathi kwexuku labathumayeli ebeseletha imfundiso khona-ke ubususiba senkathazweni bona ngakho kungcono emuntwini hatshi umthumayeli kanje ngingena omunye ungibuzile wathi mfowethu Branham uyi Jesus only ungowe Jesus only na ngathi hatshi ngempela futhi wathi omunye wathi ngawukholwa yikukhuluma ngendimi ngathi ngabangazi kuhle sibili yikho kuphela sibili ngiyakholwa manje futhi umfowethu Porters sibili ungumKristu indoda ethambileyo wenza umsebenzi omuhle sibili futhi ngiyambonga sibili umfowethu Porters ngokunginxusa ube lezi nsizi eziningi uhlupho olunengi kodwa yena wenze umsebenzi omuhle uNkulunkulu abusise umfowethu Porters umkhuleko wami oqinisekileyo umfowethu Wagner ngicabanga unjengogcina isihlalo ngiyakholwa uye ebengihlangana laye kwakuphela owe-comedy umsebenzi omangalisayo njengalokho akwenzayo ngesinye isikhathi kuhle kwanginxusa ngekhaya ukuba kanye la ngahlala ekhaya lakhe ngangifuna sibili ukukwenza kabi lokho ngangiphose nje ngikuzwe ngenza okukwala ngoba ngacabanga mhlawumbe kanye lalobu budlelwano obumangalisayo ngingathanda ukubuya emakhaya enu munye ngamunye bona ngiyathanda ukubona munye namunye wenu futhi ngahlonipha imizwa yenu futhi ngileqiniso umfowethu Wagner wazwisisa nje ukuthi khona bekunjani uyabona ukuthi ngi nga ngingaya kumfowethu wakho ngingafuna ukuya komunye nomunye wenu njengalokho nga ngingapanisi ukukwenza lokho mfowethu wakho ngolunye usuku nganeno nganeno nje ngifuna iminyaka eyinkulungwane ngamunye kanye lalo wenu ngakho nje siza kuba lesikhathi esimangalisayo phecheya le mfowethu toy yena ngeqiniso yena nje kangiboni ukuthi wenza njani izinto eziningi ngasikhathi kodwa ngeqiniso uyenelisa ukuba okunenge kwenziwe ngambona ngolunye usuku ekudleni kwekuseni kwamadoda angusomabhizimusi ukuthi wayethatha ingxenye yomchumayelo umdikoni umgcini wendawo laloba yini okunenge okwakubuya futhi wayezama ukukwenza konke uyayithanda inkulu ngaba lethuba lokuhlangana lomkakhe futhi lokubona idodakazi yakhe enhle lomkakhe behlabeni khona ngeqiniso kwakuphakamiseni ngathi nje kuye isikhatshana esimbalwa esidluleyo kabadingi ukuba sekhaya besebenza umsebenzi wenjwayelo bafanele ukuba phandle enkundleni zokuvangela kwenye indawo kanye lezipho ezinkulu njengalokho bona munye lamunye ulakho ngithemba kangichiyi ngitsho loyedwa phandle inina elidlala ipiano abahlabeleli amakhwaya labo bonke abakade ngeqiniso ngiyakuthakazelela ngenhliziyo yami yonke futhi labafana lapha uJindo Leo bayafisa ukuphumisela imizwa yabo kini njalo ukuthengwa kwamathepu lamabhuku lengxenye abafanele bayiphathe ngihlangane labo nje emnyango isikhatshana esimbalwa esidluleyo futhi ngabatshela ukuthi ngizaphumisela imizwa yabo kini bayathakazelela ngeqiniso yonke into eliyenzileyo ekubancediseni le nqubo enkulu kaNkulunkulu futhi manje lokho kuvela kini indodana yami umkami nomalukazana wami labo bonke abane umunye ubesithi ubani udade Branham inkazana elenhloni kakhulukazi engake ngayibona empilweni yami yonke oh mina bo umfowethu Art Wilson ngileqiniso lonke ngiyamazi ngiyakhula kwakungumfowethu hathi kwakungumfowethu Joel Rose obunye ubusuku wathi siza kuba nodade Branham abuye phezu kweplatform futhi waphosa inhliziyo yama yena nje ugcwele inhloni sibili sithandwa nxa ungeke uqalele ungasukuma nje okomzulu ukuze omunye abone ukuthi yinkazana bani ehlabusayo engayithathayo kulungile umalukazana wami umkabhini uLois ungasukuma dada okwesikhatshana lo ngumkabhini futhi lo malukazana wami abaningi benu selezwa ngoJoseph kalizange na abantu base-Afrika manje bamthumela ijazi elincinyane elilamabala amaningi ngambona iminyaka eyisithupha engakabuyi lapho udokotela esithi kasisoze sibe nomunye umntwana sasingeke sibe layo abantwana bethu babezalwa ngokuhlinzwa umama wami abantu bomkami bayileyo ndlela baya abantwana babo bonke bazalwa ngokuhlinzwa futhi inkosi yangitshela ukuthi ngiza kuba lalumntwana lapho udokotela esithi kwakungeke kwenziwe wathi kwakungeke nje kwenziwe ngathi kuza kwenziwa kungenani futhi samelela iminyaka emini emva kombono usubuyile ukuthi ngiza kuba lo mfana futhi ngimele ngibize ibizo lakhe Joseph futhi emva kwalokho kwaba leyinye inkazana eyazalwayo wonke umuntu wangihleka futhi but ubusitsho uJosephine ngathi hathi bengisitsho uJoseph njengomfana yena mhlawumbe uzathatha indawo yami lapho sengingasekho nxa uJesu ephuza ukuthi eminye iminyaka emini khona-ke udokotela wayeqinisekile ukuthi kakusoze kube lo munye eminye iminyaka emine uJoseph wafika ngingazi mama nxa ungamphakamisela phezulu nje okomzulu ngifuna ukuthi babone ukuthi lumfana umoya wesiprofethi uphezu kwakhe futhi yena sukuma nje kancinyane Joseph nango-ke la kulungile unjengonini ugcwele inhlono ngizalitshela lokho okwenzakalayo sasingekho use le minyaka emine kathesi kodwa lapho esasele mithathu sasiphumile futhi wathi baba uthi ngathi yebo sithanda wathi uDavid lo ngumfana owayeyisilima futhi wasiliswa indodana kamnu ongumakhelwane wethu What? Nangi ngimbone ebhewuka ephezulu kumdudu. Akala ngitsho lo mdududu futhi walimaza unyawo lwakhe. Wadabula impahla zakhe esandleni sokudla. Ngathi bekungaphi lapho sithanda. Wathi phansi esitaladini lapho esihlala khona futhi insuku ezintathu sezedlule. Umfana wabuya ivela eKentucky egade umdududu futhi uDavid waya phansi esitaladini futhi walimaza uhlangothi lokudla. Futhi wadabula impahla zakhe njengalokhu uJoseph akubonayo. Lapho ngimnikela enkosini leyo kuseli kwakulensane ezincinyane ezinenye zimile futhi zilabo nina kanye labo elathini. Lapho ngiphakamisa uJoseph engalweni zami ngingacabangi ngalokho engingakutsho. Ngathi, Joseph, ndodana yami, wena ungumprofeti. Ngumkhuleko wami kungenani futhi ngiyakholwa kuza kuba njalo ukuthi uNkulunkulu uzathatha konke lokhu ake wangipha khona futhi akuphinde khona ngokuphindiweyo futhi akubeke kulowo mfana khona ke lapho ngisuka ukuthi uza kuthatha indawo yami. Ubili ube ngumngane wami ngimkhulisile. Unina wabhubha lapho esase yenyanga ezilithumi lesifica munembili zokudala futhi bengingubaba lo mama konke kuye kodwa ukhangeleka njengokuthi akalalo ubizo lokuba ngumthumayeli. Olamahloni uhambela muva lokunjalo isibi njengonini ulenhloni kodwa ube lusizo olukhulu kimi emhlanganweni ngoba ngamthemba ngamusa phandle le futhi ngamnika umsebenzi olomlando. Bona lowo msebenzi wamakhadi okukhulekeni umsebenzi olomlando. Omunye angakubamba lokhu kuthi athi enye indoda kwesinye isikhathi yathi ngiza kunika amadola ngamakhulu amahlanu nxa ungabeka umkami kuplatform. Aluba lokhu kungenzeka khona ke kuyini lokho umoya ongcwele. UBilly wazi ngcono ukwazi ukungakuzami lokho wayesazi ngangikufumana khona ngesikhathi efika kuplatform ngakho inkosi iyabe iza kwambula yikho wayengeke akwenze ngakho sonke siyalibonga. Futhi ke kumgcini wendaba indoda ethambileyo esincedisayo esangweni lapho futhi ngicabanga ungazazi kumgcini lapho kumbe enye into kumbe umlindi esangweni futhi lakubantu bonke abasivumela ukuba laleyi ihall enhle angeke ngithi nje ngiyabonga okweneleyo. Ngiyakuthakazelela khona ngiqinise lakho konke ngayo yonke indlela layo yonke into eyenziweyo. Manje bangitshelile umfowethu Porters isikhatshana esedluleyo ukuthi bangithathele umnikelo wothando. Ngiyakuthakazelela lo ukuthi ngenhliziyo yami yonke ngiza kusebenzisa ngolwazi oluhle lwami lonke ngokombuso kaNkulunkulu. Manje ngakusikho esikugcinayo lapho okubalwa yilokho esikuthumela futhi ngiqinisekile ukuthi uNkulunkulu uza kubalela phezulu komvuzo wenu embusweni ozakuza. Manje ngangila nhlelo lomsakazo, ngangila lutho lokuthengisa, kodwa nxa ungafuna enye yalawo amahenge kumbe enye into yokukhulekela, lingibhalele kuJefferson V, Indiana, Post Office, Box 325. Buza nakekele ngqo futhi kuthunyelwe khona kuwe futhi ngiyakholwa kuleyo nkonzo. Futhi ke nxa ufisa ukungifonela Butler 2-1519 kungithola eJeffersonville, Indiana. Ngakho kumbe nxa ungeke ukucabanga lokho ungibuze nje eJeffersonville bazafona. Manje kangikwenzi lokho ukuthola ikheli yakho ngoba ngilesikhathi esinzima ukuthola omunye umuntu ukungiphendulela izincwadi nokunjalo. Futhi manje kangikho kangaka kulungile ngiyakholwa kulezi nhlelo yonke into eyakusiza uNkulunkulu makwenzeke. Kodwa uyazi ngiyizwa njengalokho ukuthi ilunga lebandla umlando wabo wokuqala kuyilokho ngokwethumi kwabo leminikelo yikusekela ibandla labo. Nxa lingamalungu alawo mabandla amahle amelwe lapho sekela ibandla lakho kumlando wakho wokuqala uNkulunkulu. Letha okwethumi kwakho leminikelo esiphaleni futhi isiphala uyazi ngeqiniso ukuthi lokho kuyini. Kulapho othola khona ukudla kwakho ngakho kulapho othola khona ukudla kwakho kukamoya futhi umlando wakho usebandleni lakho futhi hatshi kumvangeli onjengami. Buthethwe emhlanganweni lapho lemikhankaso enjengalokho lapho okuba khona ukubeka okuncinyane eceleni ukuncedisa ukusukela lokho kuyanginakekela futhi ngiyalibonga sibili futhi sonke isikhathi amalembu omkhuleko kumbe enye into enjengalokho khona akubhadaliswa. Ngakula lutho phakathi kwakho lakancane. Kasi kuthi amabhuku ethu lokunjalo lapho siwathengisa wona. Kumele siwathenge amaphesenti angamajumi amane ngaphansi kwalokho esikuthola ngawo. Futhi ke lokho kudlula lapho sithola ukonakala okunenguwo ukusithola imbadalo yokuwathwala. Khona ke ube usiwathwalela lapha. Futhi ke ubusiwathengisa ngani ubungeke uthole inzuzo ngawo loba ufuna bona kodwa siyakwenza khona nje ngenxa yokuthi ikufikisa umbiko kuwe ukuzama ukwenza ukuthi uncedakale ngokwakho futhi ke utshele omunye futhi ukudlulisela kiko yikho lezi izinto ezingakho kayisikho na isikhomanisi siyanikeza amabhuku aso nezingwalo zemfundiso yabo ngelambadala ngoba bangabombuso omkhulu mina nje ngingumuntu oyedwa ngifisa ngingakwanisa nginemali ukuthi nje ngithi wonke amabhuku layo yonke into kungabhadalwa ngingakwenza kodwa angeke ngikwenze kumele ngibe lolunye ulutho lokubuyela njalo futhi ngidindise amanye njalo kumbe ngithenge amanye njalo inkosi ilibusise futhi lingikhuleke ngalisoze na futhi lapho ngipheshiya kolwane futhi kulezo ndawo ezimnyama lapho izinyanga ezimikhona kuhlangothi ngalunye zimelana lawo kuyo yonke into oyichuma izikhathi zibanzima imimoya echisayo yokuzingelwa ivunguza ngingalibeka kuluhlu na kumbe ngilibeke kuluhlu lwenu futhi ngingakhumbula lapho okumele ngihlangane nokugolonjwa lokho kwezinyanga lapho develi lezinto phandle lapho enkundleni ngingathi isanyoze iyangikhulekela lingakwenza lokho na phakamisa isandla sakho nxa ungakwenza uthi ngizabe ngikukhulekela ngiyabonga bazalwane bami ngiyabonga ngiza phakathi kwenu ukuba ngufowe futhi lokuletha ukuncedisa ukuletha ukuthula uKristu yonke into enhle kini lingikhulekele nxa ngitshiye loba ngubani lingixolele ngangizimiselanga ukukwenza kodwa ngenhliziyo enkulu ngiyabonga futhi izibuziso zikaNkulunkulu komunye lamunye wenu sesizasuka sisiya ekhaya kathesi khona manje ngilo mhlangano phosi wensuku ezintathu lapho ebandleni lami elincinyane ngibafundisa ngobhaphathizo lukamoya ongcwele ukukhuluma ngendimi izibonakaliso lezimangaliso kulandela abakholwayo futhi lokunjalo ebantwini abalapho phakathi khonapho ngiyakholwa kuzo zonke izipho zikamoya ngiyakholwa kulo lonke iBhayibheli ngumphentekostali kusukela phezulu ekhanda lami kusiya phansi kwenyawo zami phakathi phandle yonke indawo indlela yonke ngingumphentekostali yebo nomzali bathi ungumbaptist wena watsho ngingumphentekostal baptist baptist olesibusiso sepentecost ngakho ngiyayithanda inkosi uJesu futhi ngangithumayela ngahlangana labangane abavela eArkansas phandle futhi ngasikhuluma ngeArkansas futhi eLittle Rock obunye ubusuku njenge kwakukhona umzalwane omdala ongumNazareni owayehamba ngezigodo futhi wayethengisa amapenseli esitaladini okweminyaka futhi nangu elapha phandle esitaladini ngosuku olulandelayo elalezo zingodo ezindala ehamba iqansa futhi esehla esitaladeni edumisa nje uNkulunkulu lobo busuku yena waye eRobinson Memorial Auditorium linabantu abavela lapha eLittle Rock yakwazi lapha okukhona futhi waphakamisela isandla sakhe phezulu futhi wathi umzuzu nje mfowethu Branham ngifuna ukukubuza enye into ngathi yebo mnumzana kuyini futhi wasesithi uyazi lapho ngikuzwa uChumayeli ngangileqiniso ukuthi wawungumNazareni ngoba yikho lokho ayeyikho wathi ngangileqiniso wawungumNazareni ngoba uChumayela njengomNazareni futhi wathi khona-ke ngase ngikuzwa usithi ulilunga ngaleso sikhathi nebandla le-Baptist futhi wathi lonke ibandla lakho phose liyiPentecostal wathi ngangikuzwisisi lokho ngathi awu lokho kulu ngingumPentecostal Nazareni Baptist nakho yikho lokho okuyikho into yonke yilokho simunye kuKristu Jesu sibotshwe yizibopho zothando lwakhe kasikhulekeni kathesi ngaphambi kokuvula ilizwi kasifuni ukuligcina isikhathi eside manje ukuthi liphuze enkonzweni yebandla lenu lobu busuku kodwa kasiceleni uNkulunkulu kathesi ukungena phakathi futhi asibusise ngokudlulisileyo ngokunene. Bangaki abalesicelo bathesi. Phakamisani izandla zenu uthi lithi Inkosi uNkulunkulu, wena nje ungikhumbule ngilesidingo lamuhla. uNkulunkulu abe nani.
Heavenly Father,
Baba osezulwini, lapho sisiza njalo kubukho bakho obungcwele, hathi futhi sizwa kuphela sifanele sikhuphe izicathulo zethu, kodwa siyakhuphela phandle inhliziyo zethu siyibeke phambi kwakho. Baba, siyakubonga ngakho konke lokho okwenzileyo kulumkhankaso omkhulu. Siyananzelela Nkosi ukuthi ubukhulu akutsho amanani, ubukhulu yibukho bakho. Ngoba kwakulotshiwe ukubuya kukaMesiya ukuthi zonke indawo eziphakemeyo ziza kwehliswa, futhi le ndawo ezehlileyo ziza kuphakanyiselwa phezulu. Amahlamvu azaqakeza izandla zayo, futhi lezi ntaba ziza kweqa njengenqama ezincinyane. Futhi umuntu angacabanga ekucabangeni kwengqondo zayo okwaleso sikhathi esikhulu esasiza kuba khona ukuthi inqola zomlilo zizabuya zivela ezulwini ziletha uMesiya. Kodwa kwenzakala njani? Kumtshumayeli omdala okhangeleka emanikinini ephuma evela enkangala leJudiya engagqokanga ngitsho njengomtshumayeli olezwezwe lesikhulu umthandele okwelemo ubo umzimba wonke, futhi le ndevu zayo ebusweni bayo etshumayeli bathi phakathi kwebandla, kodwa ekhunjini lukaJodani ememeza, phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Phansi ekhunjini olukamadala kwenza izidindo zonyawo zombazi wasegalile ezangena emanzini, futhi lo Nkulunkulu wakunanzelela futhi wakuhlonipha waze wavula amazulu, futhi babona umoya ongcwele usehla njengejuba phezu kwakhe. Lokho kwakukukhulu. Lokho umuntu akubiza ngokuthi kukhulu kwesinye isikhathi kuyibuwula emehlweni akho Nkosi, kodwa lokho umuntu akubiza ngokuthi kubuwula kukhulu emehlweni akho. Manje siyathokoza ukuthi into enkulu iyenzakele eSan Jose, lapho kuhleza abashumayeli abahlezi lapho, abanye babo ngabe Assemblies of God, abanye babo ngabe Church of God Independent, the United Pentecostal, lazo zonke inhlobo ezijiyeneyo. Futhi lapho ngimile phakathi kwabo ngingangeni kuloba yiphi inhlanganiso, kodwa ngizama ukuma esikhaleni ngikhulumela bonke, futhi simunye kuwe inhliziyonye ingqondonye ndawonye kuyisikhathi esinjalo. Umoya ongcwele avuselele kakutsha enye into, uvumele Nkosi uba kanye lathi wena Nkosi busisa yonke inhlanganiso yesonto ekhona imelwe lawo. Uvumele Baba bonke laba abajumayeli abahle, makuthi amabandla abo akhule futhi aphumelele Nkosi, makuthi abagulayo basilise, iziphofu zibone, izacuthi zizwe, izoni zisindiswe, futhi zigcwaliswe ngomoya ongcwele. Makube lemvuselelo eqhamukayo kuleli lizwe lapha ezanyekile yalonke ukhunji lwasentshonalanga. Kuvumele Nkosi, makube khona ukuqhamuka kwentshisekelo phakathi kwabazalwane bami, ukuthi bangeke nje baphumule omunye uzalumathisa omunye, futhi le bandla ngalinye lizabuya phambili njengokubambana kunye okukhulu lisiba lobudlelwano, omunye nomunye behlephula isinkwa indlu ngendlu ngobunye benhliziyo. Kuvumele Nkosi, thumela leyo mvuselelo esiyilindeleyo. Busisa ibandla lapho belindela limini ukusiliswa kwabo, futhi labanenge insindiso yabo, futhi ungisize oh Nkulunkulu lapho ngibani. Uvela emazwini akho angcwele, umoya ongcwele makathathe lokho okungokwakho Nkosi, futhi akulethe enhlizweni zenu, futhi ke ngiyisebenzise Nkosi ukupha ingxenye yesabelo esisuthisayo selizwi lakho kweyinye layinye inhliziyo elambileyo. Ngizwe ngiyakhuleka Baba ebizweni likaJesu ngiyakucela khona, amen. Omunye unginike okuyincwajana okuncinyane nje, futhi wathi umfowethu Baxter ovela eCanada uthumela uthando lwakhe, lezibingelelo bini futhi ulapha eCalifornia kathesi ubambe umhlangano eConcord uNkulunkulu abusise umfo wethu Baxter George Patterson ukhona lapha na George Patterson ukhona emhlanganweni na nxa ukho thatha uthando lwami uNkulunkulu akubusise umfo wethu Patterson fikisa uthando lwami umfo wethu Baxter indoda enhle futhi nxa abanye bekhona khona nxa ufuna ukuzwa intshumayelo ithunyayelo indoda ekwaziyo ukuthi kwenziwa kanjani yanini ukuyamuzwa nxa likho lapho ngeqiniso ungumtshumayelo omangalisayo thina sasisonke okweminenge iminyaka eminenge uthando lwami kalukaze luphele umfo wethu Baxter kalusoze lwaphela kule bandla elikhulu eCanada ubengasakwanisi ukuba lami futhi ngenxa yokufunakala ebandleni lami ngiyakwazi ukuthi lokho kuyini loba ithebhanekeli lami lamuhla iqembu lami elincedisa ngemali manje abantu abathumela izipho kuleli qembu lemali bale nombolo kahulumende ephenduka ize kuwe ukukhulula ekuwubhadaleni umthelo kukho okuthumela kuleli qembu lemali kuliqembu elingatholi inzuzo ngemali elibizwa ngokuthi Branham Tabernacle futhi ngiyakwazi lapho abaphathi bangifuqa basekheni ithebhanekeli elikhulu hlala ulapha futhi uvumele abantu babuye kuwe lokho kuzwakala kubuhle kodwa lokhu kayisiyo ntando kaNkulunkulu kimi kulabanye abantu abangelamali eneleyo ukuza kimi kumele ngiye kibo bona ngakho ngiyakwazi lokho okuyikho uba ubanjwa ngamandla futhi umfo wethu Baxter waba lakho kufakwa phezu kwakhe ngakho wenza okokuthiya umkhankaso futhi aye ebandleni lakhe inkosi ibusise umfo wethu Baxter limhambisele uthando lwami lezibingelelo uye ngqa senzela mina nxa ungakwenza mfowethu kathesi sasivulene embhalweni phose okwemizuzu engamajumi amabili alandelayo kokunye kwelizwi leli alisoze lehluleke futhi bonke abantu abala abagulayo abalesijini saloba yini zivumele nje ungene lakho elizwini bengiza kutshumayela limini phezu kokuthi lapho ingqulu iyaluza isidleke sayo kodwa ngathola ukuthi abafana bayithola lapha futhi bayithengisa phakathi kwabantu esimeni sebhuku futhi ke ngiheleza nje kancinyane emphinjeni wami ngathatha esinye isifundo futhi ngacabanga manje ukuthi ngikhulume yonke into ebikade imele ikhulunywe kulungile ngasivuleni uJohane ongcwele uJohane isahluko 14 ekubaleni kombhalo wethu futhi lilalelisise lapho sibala indima zokuqala eziyisificamunwembili zikaJohane 14 inhliziyo zenu kazingakhathazeki kholwani kuNkulunkulu likholela kini ekhaya likababa kukhona izindlu ezinene uba kwakungenjalo ngabe ngalitshela ngiyafuthi ukulilungiselela indawo futhi uba ngihamba ukuyalilungiselela indawo ngiza kubuya futhi njalo ngilamukele kini ukuze lapho engikhona libe khona la nalapho engiyakhona liyakwazi futhi le ndlela iyayazi uThomas wathi kuye Nkosi ngasikwazi lapho uyakho futhi singabayazi njani indlela uJesu wathi kuye mina ngiyindlela leqiniso lokuphila ngakula muntu oza kubaba kodwa ngami uba belingazile mina belizamazi lo baba wami futhi kusukela kathesi liyangazi mina futhi selingibonile mina uPhilip wathi uNkosi titshengise ubaba kuzasane thina namanye amanye kuzasisuthisa manje yikho lokho engifuna ukukhuluma ngakho le yimini bekuyikukhala kwenhliziyo yomuntu okwekusukela saba ngabantu singathanda ukubona uNkulunkulu futhi ngifuna ukuthatha phose indlela ezine limini ukulitshengisa uNkulunkulu kuqala ngifuna ukuthatha uNkulunkulu endalweni yakhe uNkulunkulu elizwini lakhe, uNkulunkulu endodaneni yakhe, uNkulunkulu ebantwini bakhe.
Futhi
singakuthatha ngezinye indlela eziningi, kodwa ngizathanda ukukhuluma kuvela kulezo zifundo ezine, indlela ezine ezehlukeneyo esizakhangela kuzo ukubona uba singambona uNkulunkulu. Manje akula muntu lapha kodwa lo ongathanda ukumbona. Alingeke lithande ukumbona uNkulunkulu na? Ngingathanda ukumbona. Ngakho uba enguNkulunkulu lokho esikwazi ukuthi unguye, khona ke kungani singamboni? UJobe ngesinye isikhathi watsho lokho, ibhuku elidala kula wonke eBhayibhelini watsho into enjengaleyi. Uba bengisazi kuphela lapho ahlala khona, bengiza kuya ngiqoqode emnyango wakhe, futhi bengithanda ukukhuluma la. Futhi waqala ukukhuluma lo Nkulunkulu. UNkulunkulu wamtshela ukuthi azibophe inkani njengendoda, ngoba wayeza kukhuluma la. Futhi wehla phansi ngesivuzane futhi wakhuluma kuJobe. Kungikhumbuza ngokwe lapho duze nendawo yethu hlala emfuleni iOhio. Futhi kwakulo mfana umncinyane owahamba esikolweni sesonto esithile, isikolo sesonto seBaptist elizweni lethu. Futhi yena wayethabile kakhulu. Ngolunye usuku lapho ebuza unina, uba lumuntu omkhulu othiwa uNkulunkulu lo esiya ebandleni ukumkhonza, uba engumuntu omkhulu kangaka, angazi uba ungangivumela ukumbona? Ngithanda ukumbona. Umama wathi kuncane wakhe omncinyane, wathi, awu mfanyana, kumele ubuze umfundisi wesikolo sesulu yakho. Umama kenelisi ukupha leyo mpendulo. Ngakho esikolo sesulu wakhuluma kumfundisi wakhe, futhi wathi, kangenelisi ukukupha lokho lami, ngakho kungcono ubuze umalusi. Futhi ngemva kwentshumayelo babuza umalusi, futhi umalusi wathi, hathi mfanyana, wathi, akula muntu ongabona uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu unjengomoya, futhi kawungeke umbone. Futhi kunjalo lokho kakuzange kusuthise lumfana omncinyane. Futhi wayevame ukuba ngumngane lenye indoda endala phansi kumfula iOhio. Futhi wayeluhlobo lomthiwe enhlanzi omdala ubuphunga endevini zakhe. Futhi ulamachumi ayisithupha lanhlanu, amachumi ayisikhombisa ubudala beminyaka engathathanga. Ehlala edumbeni lesikephe esincinyane, futhi ngike ngagola inhlanzi layo ngokwami. Futhi sasijwayele ukuya phezulu ezihlengeni, futhi igole sithiye ngamahuka amaningi ezintanjeni. Ngakho lumfana omncinyane waye laye ngolunye usuku phezulu emfuleni, futhi emgwaqweni sebephenduka kweza isiphephe, base begijimela masinyane okhunjini ukuyokhuphela phandle isikephe esincinyane, ngoba amagagasi ayemakhulu kabi futhi ebhubhudla amagwebu amhluphe aze aphose agenqule isikephe esincinyane. Ngakho emva isiphephe sesiphelile, futhi baphuma emva kwezihlahla bafuqa isikephe esincinyane basusa okhunjini, futhi basebengena ekugelezeni komfula okwakuphose kube imayila elilodwa udabula umfula iOhio. Lapho wasuka esehla phansi emfuleni endenda, lapho umgoli wenhlanzi omdala ehweba izigwedlo. Futhi lapho besemuva kwesihlahla umgoli wenhlanzi omdala wayetshele umfana omncinyane indaba, njengokuba wayembuzile kungani wayengathathanga futhi engelamuntu wokunakekela. Futhi wathi, oh ndodana, kukhona omunye onginakekelayo, futhi isizathu kungani ngingathathanga umkami usezulwini, ungilindele. Futhi waqhubeka ngendaba. Futhi lapho bengena ekugelezeni babesiya empumalanga ngesikephe esincinyane, kumbe besiya entshonalanga bengifuna ukutsho ngesikephe esincinyane. Futhi lo mgoli omdala ekhangele ngemuva phezulu emfuleni entshonalanga, kwakusemini lelanga lase litshona. Futhi emva kwezulu kweza umcilo wamakhosikazi. futhi oh ngicabanga kuyisikhathi esihle sibili lapho izulu seligezise lasusa ingcekeza yonke ezihlahleni futhi futhi zikhangeleka zizinhle sibili ziluhlaza ngemibala yazo yasekuqaleni futhi wonke amaluba mahle futhi lomumo waphandle uphansi futhi uletha ukunukelela kweluba lerose kuyisikhathi esihle nje emva kwezulu ngicabanga ngiyangikhumbuza emva kwemvuseleni lapho umoya ongcwele engenile phakathi futhi wagezisa uthuli lonke lwaphuma futhi futhi wasenza bahlabusa njalo phambi kwenkosi ukuma nje ebukhoneni njengalokhu engiyikho kulimini ngigeza nje la ebukhoneni benkosi uJesu umoya ongcwele esusa ukuthandabuza konke wesaba lezinto khatshana lathi futhi sisima ndawonye ngemva umfefezo ovela ezulwini usugcwalise imphefumulo yethu lapho umgoli wenhlanzi omdala uqalisa ukudonsa isikepesana ufana umncinyane wananzelela ukuthi inyembezi zaqala ukuphuma zisehla ebusweni bomgoli futhi umfana umncinyane wajibilika ukukhangela lokhu ayekukhangele futhi lapho kwakulu cilo wamakhosikazi ezibhakabhakeni ngakho lumfana umncinyane ehlezi emsamu wesikepe waqala ukuthiseka ngakho wayebambelele emaceleni entambo yesikepe futhi wasephakama futhi wasegijima waya emsamu wesikepe futhi wawela phansi ethangazini lomgoli omdala futhi wathi ngifuna ukukubuza enye into umamami kumbe umfundisi wesikolo sesonto kumbe umalusi behluleka ukungiphendula futhi umgoli wenhlanzi omdala wema ukugwedla kwakhe futhi wathi kuyini mfanyana wathi ngikunanzelele ukhangele umcilo wamakhosikazi wathi bangitshela ukuthi uNkulunkulu wabeka lokho phezu lapho wathi lokho kuliqiniso mfanyana wami wathi uba uNkulunkulu emkhulu kangaka ukhona ongambona futhi umgoli mdala wasemsingathi umfana omncinyane esibubeni sakhe futhi wathi izibusiso phezu kwakho mfanyana one omncinyane akuthi ngikutshele enye into konke lokho engikubonileyo eminyakeni engamajumi amahlanu edluleyo bekunguNkulunkulu wakulo nkulunkulu kangako ngaphakathi waze wambona ngaphandle manje yiyo indlela kuphela ozayenelisa ukubona ngaye uNkulunkulu ngikungenisa ngaphakathi kwakho umvumele akhangele ngamehlo akho futhi uzazibonakalisa yebo-ke uNkulunkulu usendalweni yakhe kakula muntu oleyngqondo zakhe eziqondileyo ongacabanga ngokuyehla phansi lapha e-Los Angeles e-Mount Palom kwenye indawo futhi ukhangele kulokho leyo mpikisha abayithethele futhi leyo ndawo enkulu yokubonela izinkanyezi lapho khona uNkulunkulu lamachumi amabili ezigidi zeminyaka yendawo yokukhanya ongayiboni wehlise lokho phansi kumamayila futhi ubone lapho ongaya khona ngani ubuzabhala umzila kwamanamba ayisificamunwemunye ubhoda leli dolobhu kunjalo ungeke ukwehlisele phansi kube ngamamayila kodwa ngaphezu kwalokhu kusasekhona uhlelo lwezinkanyezi usedlula kusiya futhi lapho umuntu ekhangela lokho kukhona into eyona ongayenza ngikuphakamisa izandla zakho futhi kanjani ngabele umkhulu kanganani wena umkhulu kanganani wena ngayinye ijibilika ngokupheleleyo baze bakutshele ukufiphala kwelanga nyanga iminyaka engamajumi amabili anduba kwenzakale futhi ntango mzuzu wabalelwa isikhathi ngokupheleleyo nguNkulunkulu futhi-ke nxa nje ungananzelela emvelweni ukuthi uNkulunkulu uhamba kanjani phakathi kwendalo yakhe ukuthi umhlaba ulalamele kanjani eceleni kancane nje ukuletha umoya othisayo noqandayo ndawonye ukwenza izulu elithelezela izilimo zakho ukuthi uNkulunkulu uphila kanjani endalweni yakhe uyakukholwa lokho sibili uyakwenza futhi ngesinye isikhathi esedluleyo ngangikhuluma lo muntu ngesifundo sikaNkulunkulu futhi khona kwakuphansi eKentucky futhi wathi kimi Waye ngokholwayo mnungudu lami sasizingela osinti futhi saya kuye ukucela uba sasingazingela endaweni yakhe futhi wathi oqhubekani watsho umfowethu uthi wathi lo yimi lo maluswane wami ufuna ukuzingela wathi uthi ungatsho ukuthi uswehle phansi uze thwale umtshumayeli kanye lawe sonke isikhathi futhi yena wasesithi hathi lo ngumalusi wami nje kuphela wathi uthanda ukuzingela futhi ngathi futhi ngangikhempile egangeni okungaba phose amaviki amabili lendeni ezingaba yingxenye ye-inchi ubude futhi futhi ngingcolile ngalokho engangiyikho ekulaleni phansi ngendlela esasikhempe ngayo ngangiphandle ngiphumulile futhi yiyo indlela yami yokuphumula ngoba ngafumana uNkulunkulu emvelweni lelo kwakulibhayibheli lami lokuqala kwakunguNkulunkulu emvelweni yakhe endalweni yakhe futhi wathi awu wathi kulungile ngiyathemba ukuhambisana labatshumayeli wathi kodwa uyazi ngilo mbono wami ngalezo zinto wathi angikholwa kuloba yiluphi uhlobo lwenkolo futhi kwaku leyinye indoda eyayihlezi layo futhi futhi saqhubeka phambili sikhuluma ngenkolo bakwenza okwesikhatshana futhi ngamanje khona la ngisidla i-apula engalidobha phansi emhlabathini futhi ye, indoda endala eyayifanele ukuba ngumuntu ongakholwayo wathi ngihlezi ngimanga ngithanda ukuhlangana lomtshumayeli oyedwa futhi wathi ngulo owayelapha e-Acto ngaleso sikhathi wathi uyazi udade omdala phezulu ngapho angeke ngibize ibizo lakhe nje okwakathesi wathi loo ndoda wayemile lapho e-campgrounds yama-methodist esekelwa libandla le-methodist kuyamangalisa lokho kodwa kwenzakala futhi sasilo mkhankaso wokusilisa manje lina ma-methodist kumele likukholwe lokho uJohn Wesley wayekholwa kukho ngempela wakwenza bonke abaguquli bakuqala babekholwa ekusilisweni nguNkulunkulu futhi wathi emile emhlanganweni lobo busuku wakhuluma kudade wabo walowo mfazi omdala phezulu lawo ukuthi umkami la lendoda yakhe konke esasingakwenza wayesephelile ngokudlulisileyo ngemvukuzane odokotela sebe tulekile amaviki ngaphambili lokumfaka embhedeni olendawo yokuthambisela khona lokhusa wathi wayesesimeni esinjalo futhi wathi udade wabo waye kulowo mhlangano futhi lumtshumayeli wabiza ibizo lomfazi lowo futhi wamtshela ukuthi abuye abe ihenki emfazini lowo olemvukuzane udade wabo futhi wakwenza lobo busuku futhi ukusa okulandelayo wadla ihambu lamaqanda futhi wapheka amaphayi ama-aphula akhazingiweyo okokudla kwekuseni futhi wakudla wathi ngifuna ukuhlangana lomtshumayeli lo ngolunye usuku ngamanje lapho futhi ngathi ngaba mazi umtshumayeli na wathi hatshi angimazi futhi umfowethu uhudu wakhangela khona kimi futhi wacwayiza futhi ngathi uzama ukutshela ukuthi kawukholwa ukuthi kulo nkulunkulu wathi ngeke ngikukholwe ngaphandle kokubona ngathi ngabe idala okunganani leso sihlahla se-aphula wathi ngasihlanyela khona lapho phose iminyaka engamathumi amane edlulayo ngathi ngikuqala kukampandula kuphela kasikabi lo mkhathi oqandayo kumbe ulutho ngitshela umzamo kuyini lokho okukhulumayo ngikukhalipha bani okukhuluma kuleso sihlahla futhi kwenza lowo mfuzi uthole phansi empandeni futhi uzifihlele ubusika thela amanzi phezulu kwesigodo futhi ubone nxa kungakwenza kumbe ufake ipane egcweleyo kuso futhi ubone uba kuza kwehla phansi kucatshe phansi emhlabathini kubalekela umkhathi oqandayo uba kungakwenzi lokho umkhathi oqandayo ungabulala isihlahla khona ngokuphangisa kodwa enye inhlakanini iyangenisa umhluzi phansi emhlabathini kuphume kuleso sihlahla futhi isigcine sona sikhudumala kusukela emahlamvini awela emhlabathini kusuka esihlahleni le ntwasa elandelayo ngaphambi kokuba umkhathi uqale ukuba phakathi laphakathi nanku usiza umhluzi uphenduka phezulu uletha ndawonye layo impilo entsha cacisa lokho kimi ngitshela lokho okukwenzayo wathi angikaze ngikucabange lokho ekuqaleni ngathi nguNkulunkulu endalweni yakhe uNkulunkulu uyabalela into yonke isikhathi ngokuqondileyo wathi ngubani ibizo lakho ngathi ngingumfowethu Branham wathi yiyo leyo ndoda ibizo lalindoda eyayikhonale ngathi kunjalo wathi le ndevu zonke lezo futhi ugcwele igazi likasinti wena ngathi lokho nje kuyafana nje mina nginguye lo muntu wathi wamazi njani umfazi lo ngathi ngangizange wakwazi njani ukuthi waye zakusila wathi kwedlule nje emgwaqweni phansi lapho yena le ndoda yakhe isikhatshana esidluleyo ehamba ngathi angizange ngibe kwazi wathi wamsilisa na ngathi hatshi umnumzane unkulunkulu wakutshengisa unkulunkulu wamsilisa kungumusa wakhe omangalisayo wayesidla i-aphula futhi waseliluba futhi watshibilikisa ikhanda lakhe wathi ngingaqhubekela phambili ngizingela osini ngakhanyela lapho futhi inyembezi zisehla esihlathini zakhe ngamsingatha ngengalo yami ngathi mfowethu uyamkhola akunjalo na kwavumisa ikhanda lakhe njengalokho futhi watshibilika wabhoda futhi waya phandle egumende spire unkulunkulu usendalweni yakhe ngesinye isikhathi esedluleyo ongakholwayo wayebhoda ilizwe iminyaka edluleyo amachumi amane amachumi amahlanu amachumi ayisithupha eminyaka eyadlulayo ethola abaphendukayo wayekhaliphile kakhulu kanye lenhlakanipho yakhe kwaze kwathi abachumayeli besimanje sikhuluma ngokuhlakanipha babengeke bambambe lutho ngaye futhi waphendukisa abantu ukuba bengakholwa futhi ngesinye isikhathi impila kahle yakhe yahlehlela phansi wenyukela eColorado tuzane lepulazi lenkomo lapho engangijwayele ukugcina khona inkomo futhi ngisebenza futhi wayethatha ikhefu emuva lapho indoda engiyaziyo futhi uyise wayequme indlela lapho ukufaka ikhempu yakhe
and he stopped and he looked at the rocks.
Futhi olunye usuku wayehamba ebuyela futhi wasesimu futhi wakhangela emadwaleni futhi wathi lavela ngapi nje lafika njani lapho futhi imimoya yaqala ukuvunguza wathi bengingaqondanga sonke isikhathi uba kukhona uNkulunkulu makakhulume kimi khona lo ongakholwa abachumayeli kumbe kungela lo muntu owayengamisana laye kumbe amelane laye bengizama ukutsho emazwini okuhlakanipha kwakhe kodwa babemesaba kodwa iBhayibheli lathi uba bethula amadwala azabemeza khonapho uNkulunkulu ulendlela yokwenza izinto amadwala amemeza khonapho emadolweni akhe ubuso bakhe emhlabathini wanikela umoya wakhe wokungakholwa kuNkulunkulu futhi waba ngohlabusayo umKristu osithobileyo bangathula imvelo izamemeza mina ngingumzingeli ngiyathanda ukuzingela ngoba kulapho engafumana khona uNkulunkulu kuqala kwakusemagusini lapho ngisaqala ukufumana ukumkhonza ngangingazi ukuthi ngikhuleke njani futhi sasingahambi ebandleni abantu bethu emva babe mina babe ngamakatolika babengakazi beyi-Irish ngemvelo umama lobaba bonke ngaphandle ubaba mkhulu wami wayengumndiya futhi ke ba ngangingakwazi ukukhulela futhi ngangifuna ukusindisa futhi ngiyazi lokho engakwenza kuqala ngahlala phansi ngabhalela uNkulunkulu incwadi futhi ngamtshela ukuthi ngiyaxolisa ngalokho engakwenzayo futhi ngangiza kuya phandle eguswini endleleni lapho engangijwayele ukuba lo muzwa ongazwisekile lapho ngangidlula kulezo ndawo futhi ngangiza kuyibethelela esihlahleni ukuze ayibale lapho esedlula lapho ngoba ngangikwazi wayehlala phandle eguswini kwenye indawo ngangibone izinto eziningi zisenzakala ngangikwazi ukuthi uhlala kwenye indawo futhi ngacabanga yena ekhululekile esonweni wayeza kuba ephandle endaweni lapho okwakuhlanzekile khona nalapho abantu ababengekho khona waye ngangingafumana ngcono kulalokho engangikwenza phakathi ezindaweni lapho abantu ababengcolise khona ngafunda iBhayibheli lami lokuqala lalivela emvelweni kumbe uthathe lawo amadada amancinyane avela eningizimu lapho ukuthi aphume phandle khonale phezulu eKhanani ukuthi ayenze izidleke zawo phezulu emadakeni futhi ayabekela amaqanda awo futhi amadada amancinyane azalwe futhi khona ke lokho kusentwasa lomnyaka ayakhula ihlobo lonke ayondlile futhi lapho isikhathi sobusika sisiza isikhathi sokuqala kusiza umoya oqandayo uvunguza ezintabeni lapho okulongoqwane khona uvunguzela phansi elizweni lamafusi lapho okukhona iziziba ezinkulu kumbe phansi kwentaba futhi lo moya oqala oqandayo uvunguza usedlula lapho kanye longoqwane phakathi kwawo kwenye indawo phakathi komzijo omkhulu kwamadada kuleli cibi kulomkhokheli omncinyane iqude elincinyane uza gijima khona lapho phakathi kwecibi leli aphakamisele umlomo omncinyane phezulu emoyeni futhi akhale kane kumbe kahlanu lonke idada ecibini liza kuza kuye uza phakama esuka la akazake asuke kulelo cibi wazalelwa khonapho kuleyo ntwasi uza phakama asuke lapho ecebini futhi ahambe nje eqonde elwizana ngalokhu angakwenza kuzo insimu zerayisi kungela ngitsho inkombandlela bakubiza ngokuthi umuzwa wemvelo ngihlezi ngicabanga ukuthi nxa uNkulunkulu wapha ulwazi olweleleyo edadeni olubizwa ngokuthi umuzwa wemvelo ukukhokhelela kude lohlupho kuyini lokhu afanele ukuthi akwenze ebandleni elizelwe kutsha eligcwele umoya ongcwele kuyini afanele akwenze akala nkombandlela kodwa wazalwa engumkhokheli amadada ayamazi umkhokheli wawo kodwa ibandla kalimazi umoya ongcwele ngumkhokheli wethu ongumfundisi wethu uzasikhokhelela eqinisweni empilweni amadada ayamazi owabo kodwa kukhangeleka njengokuthi kwesinye isikhathi asila nhlakanipho enjengaleyo eledayo ngoba uthanda ukuhlala kulokhu akuphiweni kodwa sizama ukucabanga enye into ehlukeneyo yikho ukuhlakanipha uyaphuma phandle kwendalo enkulu kaNkulunkulu ngizalitshela lokho elingakwenza abanye benu lina bantu abavela emazweni aqandayo ukhangele leyo ngulube ensikazi endala isiya ehlangothini lwenyakazi yoqaqa futhi ilethe wonke amakhulu eziqa lapho ehlangothini loqaqa eningizimu futhi izenzele indawo yokulala futhi lobo busuku ulalele indaba futhi indaba ziza kuthi kusasa kuza kuba ngumkhathi omuhle ungalalelela kancane kulokho akutshoyo leyo ngulube ensikazi endala iyazi ngcono ngomkhathi kulakho angabakwazi kunjalo sibili uye kuhlangothi lweningizimu lapho okuzabe kukhudumala khona ungayazingela umvuno futhi ubone leyo mivuno ihlezi ngemuva ngaphansi kwesiqungu njengalokhu khangelela umkhathi oqandayo futhi nxa uyibona ingena phakathi kwensimu yomumbi kulungiselela ukuna khangela uNkulunkulu nje uyanyakaza umangalisa kanjani kuba ungavula amehlo akho nje ungamboni yonke indawo usendalweni yakhe yonke indawo enyakazi umkhanyele ekutshoneni kwelanga umkhanyele ekuphumeni kwelanga umkhanyele kumculo wamakhosikazi umkhanyele yonke indawo ungamboni akakho kude lawe kule ngalo yakho yokudla eyikho uNkulunkulu usendalweni yakhe eminye iminyaka edluleyo ngangizingela i-Elke phezulu eColorado lapho engijwayele ukuzingela khona kancinyane nje futhi phezulu ezintabeni lapho kwakusanda kuba inkwindla futhi leqa lalingakatsho okwenele ukuxotsha i-Elke phandle kwezihlahla ezinde kusiya phansi ezihotsheni ngakho uJeff Lam umnini pulazi sasi ngangimncedisa ukugcina iplazi lenkomo phakathi la okweminyaka futhi lokhu ngibancedisa ekuzibutheni futhi sasiqanise phezulu ukuyazingela futhi yena wayengabe engekho kimi okwensuku ezintathu kumbe ezine wayesebuyela emuva phezulu entshonalanga yobhaqa lomfula i-Troublesome futhi ngangizingela obhaqeni lwempumalanga futhi ngasathola i-Elke sasizilengisa phezulu futhi sikwazi indawo yokuletha amabhiza okuthwala futhi sasisemabhizeni ethu okugada futhi ngelinye usuku ngangiphezulu ngasuka kude lebhiza lami eligadwayo futhi phezulu okuwugombolozele umphetho wawo futhi lakalokho ekupheleni kwesikhathi senkwindla kwakuza into yokuqala uyazi ilanga liyabe libalele khona-ke libe selisina khona-ke kube sokuvuleka khona-ke kwehle ungqoqwane futhi kungumkhathi otshintsha chintshayo futhi ngangizingela phezulu khona kwakuwomile futhi ngezwa ukukhwaza kombane futhi ngakhangela kusiza ezintabeni futhi izulu lalisiza ngakho ngaya nje phakathi ngemuva kwesihlahla futhi ngama lapho okwesikhatshana isiphepho sasisaphela imimoya yayivunguza futhi yachila futhi khonapho futhi ngema phakathi ngemuva kwezihlahla kwaze kwaphela emva kokuba sokuphelile ngangimile khona ngicabanga ngonkulunkulu bekuyiminyaka emlutshwane edluleyo ngangiphethe leyi mikhankaso futhi ngacabanga umkhulu kanganani unkulunkulu futhi umangalisa okunganani ngathi kufanele ukuba ngazalelwa yona lindawo phandle eguswini ngingedwa ngokwami kude labantu lamaxuku labagulayo labahluphekileyo layo yonke into amafoni ekhala lama-ambulensi esiza ngacabanga kuhle kanganani futhi kuthule Nkosi ngivumele ngihlale lapho futhi ngazalelwa lokho le yimvelo yami nanku lapho engimele ngibe ngiwakho nanku la ohlala khona futhi ngacabanga awu nxa ngingeke ngingene kukho lokho ngiza kuba lakho kumillennium ngakho ngiza kulindela leso sikhathi futhi la isiphepho siphela ngangathi ngiyasuka emuva kwesihlahla futhi khona kude eceleni kwentaba ngezwa inkulu ye elk endala iqala ukukhala njengophuli futhi yayibizela kuwo wonke umhlaba yona yayihlakazekile ngesikhathi sesiphepho futhi yaqala ukubizela eyinye yayo khona-ke njengodavida watho emibhalweni lapho ukujula kubizela ukujula kuba kukhona ukujula kubiza kumele kube lokujula ukusabela kukho kwenye indawo futhi-ke leyo mvelo yaqala ukuphakama kimi nansi lapha indawo kimi yokuhlala leyo music kude emuva lapho impisi empunga endala yakhala futhi enye yayo yaphendula phansi ekugcineni mina bo yikho la ukujula kubizela ukujula impela ukuzwa lokho kubiza kweganga kwempisi ezinye inyamazana zeganga zikhala inyoni zikhala kimi uNkulunkulu ngiyamuzwa phakathi kwezilo zakhe lezi nyamazana zakhe umoya uvunguza kwenzakala ngakhangela emuva ngabo lapho uvunguza kuqanda okweneleyo ukwenza amanzi abe liqa phezulu kwezihlahla ezihlala ziluhlaza ilanga laphuma ngaphesheya entshonalanga ngaleyi indlela futhi lakhangeleka njengelihlo likhangele ngalapho njengonkulunkulu ekutshoneni kwelanga futhi ngananzelela kwabangela umcilo wamakhosikazi phezu kodomo futhi ngaqala ukucabanga nango la umcilo wamakhosikazi nango la phecheya le ekubizeni kwaleyo i-elf nango-ke lapho empisini ebiza nango elapho ezihlahleni ngiyalizwa ilizwi lakhe linyenyeza nango elapho kumcilo wamakhosikazi ngoba wayekhangeleka njengejasper lelitshe lesadiyasi kanye lomcilo wamakhosikazi phezu kwekhanda lakhe u-alfa u-omega qalo lesiphetho lo wayekhona okhona lozakuza impande lenhlumela likadavida futhi lomcilo wamakhosikazi imibala eyisikhombisa ukuphelela unkulunkulu upheleliswa kokuyisikhombisa futhi nango enjengomcilo wamakhosikazi njengesivumelwano yonke indawo lapho okhangela khona uyabona unkulunkulu nxa ungakhangela nje emvelweni yakhe futhi lapho ngigcwalelayo ngizalitshela enye into khona-ke liza kukwazi ngingumbhaptisti uqobo lapho ngisakhangele kulokho ngangigcwala ngomoya ongcwele ngazi ngeyamisa umbhobho wami esihlahleni futhi ngagijima ngibhoda isihlahla ngamandla ami onke ngikhahlele olunye unyawo phezulu emoyeni futhi ngiklabalala ngelizwi lami eliphezulu ngimemeza haleluya 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 ngibhoda nje ngibhoda 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 ngaze ngaphosa ngawela phansi khona-ke ngasengisini futhi ngalabhula izandla zaphezulu la phansi futhi lapho ngimemeza dumo 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 haleluya 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 ngamandla onke nje okugijima kwami angizange ngicabange ngolunye ulutho lokutsho inhliziyo yami yayiphubhudla ngokwedlulisileyo kwakuyini ukujula kubizela ukujula ngezwa uNkulunkulu phandle le ngendlela leyo mhlawumbe owawungeke umuzwe kodwa kimi wayesendalweni yakhe ebizela emuva ngingunkulunkulu wendalo ngenza izinto zonke ngesandla sami uqobo yebo uba omunye umuntu weza egufini babeza bacabanga ukuthi babelomuntu ohlanyayo phakathi egufini ngabhoda kuleso sihlahla ngihamba ngisiba nje lesikhathi esiyinkazimulo ngangingekho loba uba ngangingelandaba loba bezwa kumbe hathi ngangi ngamamayila angamachumi amahlanu amamayila angamachumi amathathu kungenani kude lo muntu ngokwazi kwami kodwa ngabhoda futhi ngabhoda esihlahleni ngihamba ngiklabalala ngoba ngani ngangisendlini yokukhonzela kaNkulunkulu ngangibona yonke indawo ilanga inhlamvu zimputha eguswini umcilo wamakhosikazi phezulu impisi ikhala i-elk likhala ngangimuzwa phakathi komoya oh mina bo ukhona yonke indawo khona le phezulu wawubona lapho iqa lisesiqongweni sezintaba futhi limboze izihlahla ezihlezi zibuhlaza oh khangela nje loba ngapi uzambona usendalweni yakhe liyakukholwa lokho ngema khonapho okwesikhatshana futhi emva kwesikhatshana ngezwa enye into ihamba chata ngacabanga kuyindokho ngathalaza lapho kwakule sihlahla esidala khonapho esasiwiselwe phansi lapho isiphepho sokuqala sasiwisele phansi ezinye izihlahla futhi kwakulo sinti womphayini omncinyane ngangazi kumbe liyazi ukuthi bayini kumbe hatshi bangaka abakwaziyo ukuthi usinti womphayini uyini uyinto encinyane elomsindo kulayo yonke into elizweni futhi weqela phezu kwesigodi isihlahla esidala khonapho futhi wayesenza sengathi wayezakungidubula ngibe yiziqephuqephu nje chata wayeseqa phezulu laphansi enyikinya indawo yonke ngamandla ayewenelisa oh weza kuyangiqumaqumi aw ngacabanga encane kakudingeki ukuba uphaphazele kangaka kawukwenza lutho futhi ngikwenze kuyini ngikwethusele na ngacabanga awufanelanga wesaka ngalokho bengidumisa uNkulunkulu kuphela lo owasenza sonke sobabili boni ngakudingeki ukuba udabuke bengidumisa ngakho ungaphaphazeli kakhulu njengalokhu awu ngidumisa nje uNkulunkulu bekufanele ngabe wazengcono kulokungihlabela umkhosi njengalokhu ungangiphazamisi lapho ngimemeza njengalokhu ngoba ngiba lesikhathi esihle ngichiya ngingedwa bona futhi ke kwenzakala ukuthi ngananzelela linto encane yayitshekisela ikhanda layo elincane hlangothi zonke futhi ikhangele phansi kule sosixuku awu ngabuya ngafumana ukuthi wayengakhonkothi mina phakathi kwaleso sixuku phakathi kwesiphepho kwakukhona ingqungqulu enkulu ehliswe phansi ngamandla futhi yatshayelelwa phansi kulokhu yawiselwa phansi kuleyo ndawo okwawela phansi izihlahla futhi linto enkulu yikho lo usinti womphayini omncane ayephaphazela ngakho futhi weqela phezulu kogatsha ngacabanga manje mana okomzuzu lapho ukhona enye into kwenye indawo ngoba bengikhonza uNkulunkulu ngigijima ngibhoda futhi ngibhoda lesi sihlahla lapha futhi ngimbona kuzo zonke lezi zinto ezihlukeneyo zakhe futhi lalimveli manje kungani wangiphazamisa ngento enjengaleyo manje kwakule ngqungqulu lendalo ngiyayibuka ingqungqulu kodwa ngayikhangela futhi ngacabanga awu kuyini ngingambona uNkulunkulu kuyi manje kungaba yini lokho ngayikhangela inkalakatha yabo amehlo amakhulu akhangeleka eyimpungu futhi yema khonapho phezulu kwalolo gazi ingikhangele futhi wakhangela kulusinti futhi ke yasikhangela kimi yalo ke yakhangela kusinti yakhangela ngathi ngithemba uyasikhangelisisa ngakho ngacabanga uyazi ukuthi ngingakudubula uba ngangifuni futhi ngamkhangela futhi umbhobho wami wawuyame isihlahla ngathi ubusazi bengingakudubula uba bengifuna kayizange ibe lendaba lakho nakancinyane izihlalele lapho nje ngacabanga yikho lokho uNkulunkulu afuna ngubone ungesabi leyo nqunquli ilespeed ayesabi lutho angeke abe nenhloni ukutshela ubhasa wakhe ukuthi wasiliswa ngokusiliswa kukaNkulunkulu kakuyi kumhlupha lokho uqinile angeke esa ukufakaza uba waye yamukele umoya ongcwele uba wawungowakhe angafakaza ngakho sibili ngoba ulesibindi akula lutho lokuba lenhloni ngaye awu ngacabanga kuyinto olesibindi ngakho kuyini okukwenza ube lesibindi ngaqala ukunanzelela khona-ke waqhubeka ezizwa lawo maphiko uyazi ukuthi zihambisa njani insiba zazo emuva laphambili uyazi zidonsa amaphiko azo ngacabanga oh ngiyabona uNkulunkulu wakupha impiko ezimbili futhi uyazi kamhlophe lakahle ukuthi ungathatha zona impiko ezimbili ezinkulu futhi ungene kulezo sihlahla ngingakafiki kulowo mbhobho wayelesibindi kulokho uNkulunkulu wamupha zona impiko futhi wayesazi zona impiko ezazingamenzela khona kuthiyeni okunganani lo muntu uNkulunkulu wasipha umoya ongcwele futhi silokho singakwazi lokho ongasenzela khona kunjalo akula kulinganiswa lokhu angakwenza loba yiziphi izinto elizifisayo lapho likhuleka kholwani liyakwamukela futhi liza kuba lakho leyo nqunqulu yayingathemba lezo mpiko eyaziphiwa nguNkulunkulu iyazi kungani icabanga izikhathi eziningi inqunqulu yayikuzamile wayesazi lokhu ayekhuluma ngakho futhi silo moya ongcwele futhi kasiwuzamanga yikho nje lapho okukhona bona uba singavumela imvelo isebenze phakathi kwethu njengalokhu inyamazana ekwenzayo sibili uyakwazi lokhu okokubamba lokokungabambi ngakho wayesazi ibanga kusukela lapho engangimekhulu kusukela embhobhweni wami wayengaba kulezo zihlahla futhi ngingasoze ngimbone ngakho waqhubeka ehambisa lezo mpiko ezinkulu futhi ngamkhangela ngathi mfana omdala ngingeke ngikudubule ngiyaziqaja ngawe ngithanda ukubona into elesibindi into ezaphakama la besazi lokhu abakwenzayo kalikuthandi ukukubona lokho yiso isizathu ngithanda ibandla lepentecost kabala ndaba lokho umhlaba okutshoyo ubabize abagiqiki abangcwele lakho konke bayaphakama bame futhi bamemeze ngokufanayo badumise inkosi baqhubeke besiye ngiyathanda lokho ngeqiniso bamelane lakho akwenzi ngitsho lo mehluko ukuthi ngubani hlala khonapho futhi uphe ubufakazi bakho uphe uNkulunkulu udumo ngakhangela lingqungqulu endala lapho ihamba lapho uyazi kancane futhi kwenzakala ukuthi nginanzelele waye ngangingakhangelanga kangako wayesindwa ngokulalela usinti lo emthuka chata 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 wamkhangelisisa nje kuthi emva kwesikhathi kwamncunukela ngakho into kuphela ayenzayo kwaba yikweqa okukhulu njengalokho futhi wabhakuza impiko zakhe phose kabili futhi wayesenganeno kwezihlahla khona-ke kazange aphinde abhakuze njalo kwedlula nje impiko zakhe futhi sonke isikhathi umoya uphakama wayephakama lawo futhi ngema lapho futhi ngamkhangela sonke isikhathi umoya ungena uvunguza wayesiya phezulu kancinyane kazange wahambisa usipha esiya phezulu nje phezulu 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 waze waba icathe elincinyane ngema lapho futhi inyembezi aqala ukuhlengezela ezithathini zami ngathi oh nkulunkulu leyiyo indawo enkulu ukuba kini nanku lapho engithanda ukuba khona nangu ulapho kuleyo nqunqulu boni wenza okokweqa kanye kakhulu nje futhi wayethemba impiko zakhe akazange abhakuze kusukela komunye umhlangano kusiya komunye futhi asuke kwelinye ibandla esiya kwelinye wenza ukubhakuza okokukodwa okukhulu khona-ke wasedula impiko zakhe emandleni kaNkulunkulu wavumela umoya ongcwele futhi wamthwalela kude kusiya lokuya 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 waya kude lalokhu okusinti okudala okuncinyane kwalumhlaba la okubotshelwe emhlabeni akula mpiko futhi ngakukwazi ukuphaka thatha thatha insuku zezimangaliso sezedlule ngakulanto enjengomoya ongcwele lokhu ngokolunye usuku olwedlulayo yelula nje impiko zakho emandleni kaNkulunkulu vumela umoya ongcwele akuphakamisele ngaphezu kwakho uqhubeke usiya lokuya lokuya wayengasela kuzwa usinti waphansi futhi usinti waphansi kumbe noba yini lokho ofuna uhumbiza kulu wadinwa ngalokhu chata chata
oh
kuba ibandla ngolunye lwalezi nsuku lingadinwa ngalokhu futhi bazakwazi indlela yokwelula impiko zabo futhi baza kuthatha uhambo loNkulunkulu futhi bahambe ekhaya baphume kukho insuku zezimangaliso sezedlula ngitshela kunini baphuzile nje ukuzositshela lokho akunjalo na insuku zezimangaliso sezedlula kakulanto njengomoya ongcwele ukukhuluma ngendimi kuyikufanisela ukukholwa yikho kuphela abakwaziyo ngakho ngakho into yokwenza ikwelula nje impiko zakho akazange abhakuze manje usuka indawo ngendawo ngiza kuya khona futhi ngibone inxa lokho futhi ngiza kuya khona futhi ngibone inxa lokho wazi nje indlela yokwelula ngayo impiko zakho futhi yikho konke okumele ubekwazi indlela yokwenza ngayo ngokusiliswa nguNkulunkulu ngomoya ongcwele ikwazi nje indlela yokubeka ukholo lwakho emandleni lasezithembisweni zikaNkulunkulu kuza kuthwalela phezulu uyahamba nje khona phezulu sonke isikhathi kuvunguzela phakathi siyaphakama phezulu laphezulu 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 uze ungasezwa lokho lapha chata 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 insuku zezimangaliso sezedlula xuku labagiqiki abangcwele ngawuyikuba le ndaba lakho uyakube usukhatshana ukube dlula uzube usungasabezwa umphefumulo wakho uyaphakanyiselwa endaweni lapho oh sibili uNkulunkulu usendalweni yakhe uyakukholwa lokho akunjalo na oh singaqeda amahola sikuyileyo nto eyodwa kumele siqele kweyini ngiyakholwa uNkulunkulu usendalweni yakhe manje okulandelayo uNkulunkulu uselizwini lakhe manje ungakhangela endalweni uzabona uNkulunkulu ngeqiniso uzambona manje uNkulunkulu usendalweni yakhe manje uNkulunkulu uselizwini lakhe uNkulunkulu uyagcina ilizwi lakhe yikho okwenza iBhayibheli libe qotho yikho singamelana loba lawuphi ongakholwayo loba bani ongakholwayo loba umuhumetho loba umbhuda loba inyanga loba owamadlozi loba yiphi enye into ebizweni lenkosi uJesu futhi enze ilizwi leli liphile ngoba uNkulunkulu uselizwini lakhe ngangikhuluma ngolunye usuku lebandla lenhlanganiso yesu ethi ekholwa ukuthi ibandla liyimpendulo hathi ilizwi but babhala iBhayibheli laliyimbali yebandla labo futhi wathi uNkulunkulu usebandleni lakhe ngathi iBhayibheli lathi uNkulunkulu uselizwini lakhe ekuqaleni kwakukhona ilizwi futhi ilizwi lalikuNkulunkulu futhi ilizwi lalinguNkulunkulu futhi ilizwi lenziwa laba yinyama futhi lahlala phakathi kwethu kunjalo kwayeyilizwi likaNkulunkulu ilizwi elikhulunyiweyo likaNkulunkulu futhi uNkulunkulu uselizwini lakhe sonke isithembiso uNkulunkulu asenzayo uma lesithembiso sakhe into kuphela okumele siyenze ukuba sithathe ilizwi lakhe enhlizweni zethu futhi singalithandabuzi kodwa silikhombe khona ke uNkulunkulu wenza lelo lizwi elinguye uqobo engaphakathi kwenu liye sebenza futhi ligcwalise into uqobo leyo ayithembisayo wakwenza naku Abraham ngani Abraham endodeni eneminyaka engamajumi ayisithupha lanhlanu obudala kumbe engakabi lokuba kumbe iminyaka engamajumi ayisikhombisa lanhlanu obudala engakamukeli isithembiso futhi wathatha lelo lizwi enhlizweni yakhe futhi waligcina khona okweminyaka engamajumi amabili lanhlanu kodwa laletha khona kanye lokhu isithembiso esasiyikho kuyikho na uNkulunkulu useizwini lakhe siyakwazi sonke lokho ngakula ngitsho incwajana elilodwa leBhayibheli eliziphikisa senginganikela loba ngubani loba yini abayifunayo ngiza chumayela ivangeli ngithathe iminikelo yothando okomnyaka futhi ngiyiphe yonke emuntwini ongathatha ilizwi likaNkulunkulu futhi aliphikise lona ngelizwi likaNkulunkulu kimi kunjalo akukho lapho futhi ngigolombe lokho okweminyaka leminyaka ngilokho ngisathatha iminikelo yami yothando ngoba kakukho lapho ngaba uphicekile ekuhlakanipheni kwakho ngoba iBhayibheli uJesu wambonga ubaba kwakhe ngokuphihla khona emehlweni abahlakaniphileyo futhi labaqedisisayo futhi lokukwambula kuzingane lezo ezingafunda bona kulilizwi likaNkulunkulu. Ilizwi linjengembewu. Manje ungathatha imbewu linabantu la ekhunjini lwaseNtshonalanga. Lingabalimi abakhulu. Manje ungathatha isihlahla sakho somolenji. Manje uyathatha isihlahla sakho seolenji. La uqala ukusithola simbewu. Ungayifaka emhlabathini futhi imbewu le izathela isihlahla semolenji sibili. Manje yiyo indlela okuyiyo. Manje les sihlahla seolenji. Into kuphela oyenzayo ngalokho. Lapho nje lesisiti njengeyakho i-inch eyodwa ubude angikwazi ukuthi zingaki izitsha zama-olenji isihlahla esingawathela esikhathini sempilo yazo. Make sithi njengalokho izitsha ezingamakhulu amahlanu. Manje lokho kungaba ngokwedlulisileyo kumbe ngaphansi kangikwazi. Kodwa sithi amakhulu amahlanu ezitsha belikwazi ukuthi lonke i-olenji ebeliza kuba kuleso sihlahla likiso lapho nje lisaseyi-inch eyodwa ubude belikwazi lokho na? Sibili kuyikho ngapi kwavela embewini. Manje into kuphela okuyiyo khona uyahlanyelwa kuthiwe kunjalo futhi kumele kudonse kumunye amanzi emhlabathini ukuthola kukondlela futhi munye amanzi emhlabathini futhi kumele kunathi okwedlula isilinganiso sakho futhi sonke isikhathi ngoba kufanele kufuqele phandle futhi lapho kunathi amanzi uyafuqela phandle ingatsha kunathi amanzi amaningi kufuqele phandle amahlamvu kunathi amanzi amaningi kufuqele phandle amalungu nathi amanzi amaningi kufuqele phandle ama-olenji kuyaqhubeka kunatha futhi kufuqela phandle kodwa kufanele kunathe yiyo indlela umkholo ayiyo uhlezi khona phakathi kwelizwi likaNkulunkulu amen futhi nxa elesidingo saloba yini uyanatha kuphela nje futhi afuqele phandle anathi futhi afuqele phandle lapho umuntu esegcwaliswe ngomoya ongcwele yonke into azabe eyisebenzisa ohambeni lwempilo yakhe kubuye khona lapho yebo mnumzane into kuphela okufanele siyenze yikunatha lokunatha 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 futhi sinathi size sikuthole sihlanyelwe kuKristu Jesu futhi ngokuqasisa kwami ngayi ungumthombo wempilo ongapheliyo yikho kanye engicabanga ukuthi uyikho futhi lapho sihlanyelwe kuye akala kuphela singadonsa kuye ukulunga ubumnene ukuthambeka ukubekezela amandla ukusiliswa sithembiso asipha ngoba sihlanyelwe embewini yelizwi lakhe futhi kuzathela khulu kanye nje lokhu uNkulunkulu akutshoyo ukuthi kuzathela kwimbewu ilizwi uNkulunkulu uselizwini lakhe siyakukholwa lokhu kasi kukholwa na sonke siyakukholwa uyabona uNkulunkulu ephendule khonani eminyakeni edluleyo lapho ebatshela ukuba baye phezulu ePentecost babeza kwamukela umoya ongcwele iminyaka phambi kwalokho u-Isaya wathi umthetho kumele ube phezu komthetho umzila phezu komzila lapho okuncinyane lalapho okuncinyane bambelela kulokho okuhle indebe ezigagasayo futhi lezinye indimi ngizakhuluma kulaba bantu futhi lokho yikuphumula bona wakutsho khona ngaphambili khona-ke ilizwi lakhe leza futhi labonakaliswa konke umesiya othenjisiweyo kusukela esivandeni se-Edeni imbewu kufanele icoboze ikhanda lenyoka lokunjalo kwagcwaliseka uNkulunkulu uselizwini lakhe manje uNkulunkulu usendalweni yakhe ngothi amen nxa likukhona uNkulunkulu uselizwini lakhe ndiyakukhola ngothi amen manje uNkulunkulu endodaneni yakhe manje uNkulunkulu wayesendodaneni yakhe uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisa umhlaba kuye yikho lokhu umbhalo okutshoyo yena uNkulunkulu uza kwehla phansi futhi wahlala emzimbeni ozelwe entombini uMariya futhi uNkulunkulu wazibonakalisa nguKristu ukutshengisa lokhu izifanekiso zakhe ezaziyikho ukutshengisa ukuthi wayethanda ukutshengisa ukuthi ukubekezela kwakhe ukutshengisa amandla akhe ukutshengisa lokuzibonakalisa uNkulunkulu waphila kuKristu ebuyisa umhlaba kuye ngakhuluma lomfazi lapho isikhatshana esedluleyo kumbe wangikhanga wathi Malusi Branham wathi ngiyathakazelela intshumayelo zakho ngingena imihlangano yakho kodwa waye engowenhlanganiso yesonto ethile engakholwayo ukuthi uJesu wayenguNkulunkulu futhi wathi awo wayengayisuye uNkulunkulu futhi ngathi wathi uzama ukumenza abe nguNkulunkulu ngokudlulisileyo ngathi wayenguNkulunkulu oh wathi mnumzane ngiyavuma ukuthi wayeyindoda elungileyo futhi kangifuni uzwisa ubuhlungu imizwa yenu abanye balabo bami ngabangani bami abaligugu i-Christian Science futhi wathi yena akasuye uNkulunkulu wathi ngizavuma ukuthi wayengumprofeti kodwa wayengasuye uNkulunkulu futhi uzama ukumenza abe nguNkulunkulu ngathi waye nguNkulunkulu kumbe umkhohlisi omkhulu umhlaba osowake waba la kunjalo ngathi waye nguNkulunkulu wayesedlula umprofeti waye nguNkulunkulu phezu kwabaprofeti sibili waye yikho ngathi waye nguNkulunkulu futhi wathi manje wathi ungoweqiniso futhi ukholwa imibhalo ngathi ngiyakholwa futhi wathi uba ngingakufakazela ngebhayibheli lakho ukuthi wayengasi uNkulunkulu ungafakaza na ukuthi ngiqondile ngathi yebo mnumzane uba ibhayibheli lathi wayengasi uNkulunkulu khona-ke ngizalikholwa ibhayibheli futhi ngathi kodwa kumele ngibone umbhalo wathi kujohane nganeno ngongcwele ujohane yona yathi lapho ujesu esiya phansi ethuneni likalazaro wakhala futhi wathi uyazi uba wayenguNkulunkulu wayengeki akhali ngathi dade yikho lapho obeka khona umcabango wakho na wathi yebo mnumzane futhi lokho kuliqiniso waya ethuneni likalazaro wakhala lokho kutshengisa ukuthi wayengasi uNkulunkulu ngathi impikisano yakho icake kulo msobho owenziwe uvela esithunzini senkukhu ebulewe yindlala ngathi awu wazingcono kulalokho futhi wasesithi o waye wayengumprofeti wayeyindoda elungileyo ngathi wayesedlula uNkulunkulu wayephakathi kwakhe wayengumuntu kodwa waye engumuntu okabili okokuqala wayengumuntu umoya ophakathi kwakhe wawunguNkulunkulu ngathi uNkulunkulu waye kuKristu wathi ahatshi ngathi khangela nkosikazi ngizathatha umbhalo wakho wayengumuntu kodwa wayenguNkulunkulu muntu lapho esiya phansi engcwabeni likalazaro wakhala njengomuntu lokho liqiniso kodwa lapho esima lapho waqondisa amahlombe akhe amancane akhothemeyo futhi wathi lazaro phuma futhi umuntu ofileyo owayefile insuku ezine weza empilweni lokho kwakusedlula umuntu wayengeke akwenze lokho lo kwakunguNkulunkulu endodaneni yakhe wayengumuntu lapho esehla entabeni elambile edinga ulutho lokudla ekhangele khona esihlahleni ukudinga into yokudla wayengumuntu lapho elambile kodwa lapho ethatha inhlanzi ezimbili amabhiskiti amahlanu futhi wafunza inkulungwane ezinhlanu lokho kwakusedlula umuntu lo kwakunguNkulunkulu endodaneni yakhe sibili wayenguye wayengumuntu lapho elele phandle lapho kuleso sikepe lobo busuku amandla ayephumile phakathi kwakhe waze waphela amandla wayengasa amagagasi kazange amvuse ezunguzeka kuleso sikepe esincane njengesivimbo sembodlela phandle lapho elwandle olulamandla devil abazinkulungwane ezilithumi bolwandle bafunga ukuthi bazamgalulisa lobo busuku lapho esaleni wayengumuntu lapho elele futhi ediniwe kodwa lapho ebeka unyawo lwakhe phezu komphetho wesikepe wakhangela phezulu futhi wathi ukuthula kakube khona futhi imimoya lamagagasi kwamlaleli lo wayesedlula umuntu uNkulunkulu wayesendodaneni yakhe mqotho wayengumuntu lapho esifa lapho esiphambanweni ekhalela isihawu wayengumuntu lapho esifa wakhala njengomuntu wezwa ubuhlungu njengomuntu kodwa ngokusa kwepaseka lapho edabula ukufa isihogo futhi lezimpawu zethuna futhi wavuka njalo wedlula umuntu watshengisa ukuthi unguNkulunkulu ephila wangithanda esifa wangisindisa engcwatshwa wathwelela kude izono zami evuka wangilungisisa ngesihle laphakade ngelinye ilanga uyeza usuku lwenkazimulo uNkulunkulu wayesendodaneni yakhe ebuyisa umhlaba kuyo liyakukholwa lokho sibili uNkulunkulu wayesendodaneni yakhe ngokuphangisa isikhathi sethu siyabaleka enye into eyodwa thina liyakholwa uNkulunkulu esendalweni yakhe uNkulunkulu uselizwini lakhe uNkulunkulu wayesendodaneni yakhe manje uNkulunkulu usebantwini bakhe kulungile sizabona ukuba uza kwehla phansi ebantwini ngokufanayo njengalokhu ekwenza emvelweni abantu bayingxenye yemvelo yakhe ngeqiniso bayiyo kathesi nanzelela uNkulunkulu wayesebantwini bakhe kwakungubani ngobunye ubusuku obudlulele esifundweni sethu ku-Elija lapho umntwana omncane wafa ngokutshiswa lilanga futhi elaliswe okwamahola lamahola phezu kompeda womprofethi lapho indoda ethiwa Elija waya emuva laphambili phezulu laphansi esibuyeni futhi walalisa umzimba wakhe phezu kwalowo mfana ofileyo futhi wabuya ekuphileni lo kwakungunkulunkulu ebantwini bakhe ngeqiniso kwakuyikho kwakungubani lo lapho uPetro ongcwele umpostoli igoli wenhlanzi engazilutho iBhayibheli lathi wayengazi futhi engafundanga wayengubani lapho ehamba esehla ezitaladeni futhi abantu babelalisa abagulayo phansi esithunzini saleyo ndoda futhi basiliswa kwakuyisithunzi sendoda esabasilisayo na kwakungunkulunkulu esebantwini bakhe lo owenza ukusilisa kwakungubani uPaul ongcwele lapho bethatha emzimbeni wakhe amahenki kumbe amafasikoti futhi wabeka phezulu kwabagulayo unkulunkulu wayesebantwini bakhe bananzelela unkulunkulu kuPaul ongcwele ngeqiniso bakwenza kwakungubani lapho ixuku elincane lamagwala likhuleka bathatha ilizwi likankulunkulu futhi baya ePentecost babele minyango yonke ivaliwe futhi lamawindi evaliwe futhi babe phakathi lapho okwamalanga alithubi kungalindelwe kwezwa umdumo uvela ezulwini sengathi ngovuza umoya omkhulu wagcwalisa isakhiwo sonke la ababehlezi khona futhi impilo ezahlukeneyo zehla phezu kwabo njengomlilo futhi phandle ezitaladini baphuma lapho ababekade besesaba khona ngesinye isikhathi baphuma phandle khona bethumayela ivangeli futhi beqibeka sengathi ixuku labantu abadakiweyo kwakuyini unkulunkulu esebantwini bakhe unkulunkulu ehamba phakathi kwabantu bakhe unkulunkulu uphakathi kwakho unkulunkulu umoya ongcwele uphakathi kwakho uhamba phakathi kathesi ebuyisa umhlaba kuye kuyini okwenza lapho abathumayeli abaphefumulelwayo bathumayele ivangeli kuyini okubenza njalo mhlawumbe ngesinye isikhathi izidakwa ngesinye isikhathi ababhejayo ngesinye isikhathi abantu ababi kungananzelelwe olunye ulutho lwaguquka futhi nampa besiwe bethumayela ivangeli futhi benikeza impilo zabo futhi abanye baphose bephila bengabantu bekayo ngokukwanisa ababeyikho lapho bengosomabhizimusi futhi benganotha betshayela imota ezinkulu futhi besiba lokuthamasa kodwa bakunikela futhi bakudela ngani unkulunkulu sebantwini bakhe ebuyisa umhlaba kuye unkulunkulu sebantwini bakhe kuyini okutshaya umfazi omncane kumbe indoda encane futhi iphakame futhi ubuso bakhe bukhanye njengekhandlela futhi akhulume ngolimi angazi lutho ngalo futhi omunye aphakame phansi kohlobo olufanayo lokuphefumulelwa futhi aphe umbiko ebandleni lakhe unkulunkulu esebantwini bakhe amen kuyini lokho okubuya kuleyi platform umhlangano ngemva komhlangano futhi kwenze izimanga ezifanayo lezo uJesu azenzayo esaselapha emhlabeni kuNkulunkulu esebantwini bakhe kungelani lokuthi kunganani phakathi kwami kumele kube phakathi kwenu lani ngoba akusoze kusebenze ngami ngedwa nje ngokwami kuthatha wena lami ndawonye ukukwenza kunjalo sonke ndawonye uNkulunkulu ephakathi kwethu sonke uNkulunkulu hatshi kuphela eMethodist kumbe eBaptist kumbe ePentecost kumbe ePresbyterian kodwa uNkulunkulu ukulo lonke ikholo elamukela umoya ongcwele lo nguNkulunkulu umoya ongcwele esebantwini ebuyisa umhlaba kuye khangela ukuthi wenza abantu bakukhole njalo ngezinto ezifanayo azinzayo kwabokuqala ePentecost uyazenza kubo namuhla ngendlela efanayo bemukela umoya ongcwele ngendlela efanayo izibonakaliso lezimanga ezifanayo ziyabalandela uNkulunkulu usendalweni yakhe uyakukholwa lokho uNkulunkulu uselizwini lakhe liyakukholwa lokho uNkulunkulu usendodaneni yakhe liyakukholwa lokho uNkulunkulu usebantwini bakhe liyakukholwa lokho uNkulunkulu ehamba kukho konke ngakho ke uPhilip wathi sitshengise uba futhi kuzasuthisa ngisukusekile lamuhla okokuthi ngiyabona uNkulunkulu ndawo yonke engikhangela khona angiboni kuphela kodwa ngiyamuzwa futhi ngiyazi ukuthi ulapha njengembongi yathi uyangibuza ukuthi ngazi njani ukuthi uyaphila kuphela uyaphila phakathi kwenhliziyo yami ngiyakhangela umoya wakhe futhi ngibona ungifuqa unginyikile ufuqa ngolunye ulutho umoya ongcwele uNkulunkulu ulapha lamuhla bangani uNkulunkulu ulapha uphakathi kwemvelo ya phandle le ihlobo lobusika amahlamvu amalunga inyoni inyamazana uphakathi kokutshona kwelanga ukuphuma kwelanga uphakathi kohlelo lwamandla asemkhathini uyonke indawo uNkulunkulu uyonke indawo usendalweni yakhe uNkulunkulu uselizwini lakhe loba ngubani othatha ilizwi lakhe siphi isithembiso mangazakale ngokutsho lokho nxa ungathatha ukuziphatha okulungileyo kwengqondo mayelana lesithembiso siphi esingcwele sikaNkulunkulu kuzakwenzeka sigcwaliseke yikho engikucabangayo ngelizwi lakhe ungathatha loba siphi isithembiso lakho futhi ube nokubona okulungileyo mayelana lakho uNkulunkulu uzakwenza kugcwaliseke kuwe uNkulunkulu eselizwini lakhe uNkulunkulu uphakathi kwendodana yakhe wayenguNkulunkulu uyindodana kaNkulunkulu ngiyakukholwa lo ngakho konke okukimi ngiyakukholwa yebo mnumzane wayengasuye odlulise wayenguprofethi sibili wayengumprofethi wayengumthumayeli wayengumhlabeleli wayenguNkulunkulu uNkulunkulu ebonakaliswe enyameni uNkulunkulu wehla phansi enyameni ukubuyisa umhlaba kuye khona-ke leyo ndodana kaNkulunkulu emangalisayo yafa futhi lapho esifa wanikela impilo yakhe wavuka njalo ngephasika futhi uNkulunkulu wavusa umzimba wakhe futhi wawubeka esandleni sakhe sokudla futhi wathumela umoya ongcwele njalo ukuqhubeka ukuzitshengisela phakathi kwabantu futhi umoya ofanayo owawukuJesu Kristu uphakathi kwethu lamuhla uzibonakalisa kokuphela ebantwini ngezibonakaliso ezifanayo izimanga ezifanayo ebapha umoya ongcwele ofanayo ekhuluma ngezinhlobo zendimi ezifanayo esipha uhlobo lokutolikela olufanayo ebona imibono ephuma esilisa abagulayo khona kanye nje ngendlela efanayo ayenzayo ekuqaleni uNkulunkulu usebantwini bakhe ngani sikhangele khona-ke sitshengise ubaba futhi sizasuthiseka siyabona ubaba siyabona ubaba lapho ngikhangela phandle lapha futhi ngibone ukutshona kwelanga ngiyabona ubaba lapho ngibona ukuphuma kwelanga ngibona ubaba lapho ngisizwa ukubiza kweganga okwesithu ngibona ubaba lapho ngibona amaluba lawo ehlumi ngibona ubaba alimboni na ngimbona elizwi lakhe sonke isikhathi ngithatha ilizwi lakhe esithembisweni ngibona ubaba ngiyakhangela uJesu ngibona ubaba ezibonakalisa ngendodana ngikhangele abantu bakhe ngibona ubaba ngimbona esebenza phakathi kwabantu bakhe ezitshengiseni eqhubekela phambili ngiyitshengise ubaba nangu ulapha limini esebenza phakathi kwabantu bakhe ebantwini bakhe kudlulisela ebantwini bakhe phezu kwabantu bakhe haleluya uNkulunkulu usebantwini bakhe kasikhulekeni udumo kuNkulunkulu siyamthanda na kulungile ngiyakholwa uBhili ungitshelile amajumi amahlanu umkhuleko kulungile ikhadi lokuwukhulekelwa inombolo yokuqala phakamisa isandla sakho ngokuphangisa ukuze sibone kathesi futhi singene ngokuphangisa emzileni wokukhulekelwa sizabona ulutho lusenzakala mina ikulindele na ikhadi lokuwukhulekelwa inombolo yokuqala kubani ola inkosikazi le lapha kule khadi lomkhuleko inombolo yokuqala ngibuza ikhadi lokuwukhulekelwa inombolo yokuqala luhlamvu luphi ikhadi lokuwukhulekelwa inombolo yokuqala phakamisa isandla sakho inombolo yesibili kulungile inombolo yesithathu inombolo yesine woza ngapha ingeza na inombolo yesihlanu eyesithupha eyesikhombisa kunjalo phakamani lapho ngibiza sukuma elesikhombisa elesificamunwembili elesificamunwemunye elejumi elejumi lanye elejumi lambili elejumi lantathu elejumi lane elejumi lanhlanu elejumi lesithupha elejumi lesikhombisa elejumi lesificamunwembili elejumi lesificamunwemunye elamajumi amabili elamajumi amabili lanye elamajumi amabili lambili elamajumi amabili lantathu elamajumi amabili lane elamajumi amabili lanhlanu ngenani emzileni kathesi bangani abangela khadi lokuwukhulekelwa phakamisani izandla zenu ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu usebantwini bakhe uNkulunkulu ofanayo owayehamba egalile ekuJesu Kristu ngiyakholwa ulapha lamuhla phakathi kwenu umoya ofanayo owawukuJesu uyindodana kaNkulunkulu eyazalwa yinkulu futhi lina linamadodana ababekwa ubuntwana ngaye umoya ofanayo owawukuye uphakathi kwenu. Kulungile. Elamathuma amabili lanhlanu, elamathuma amabili lesithupha, elamathuma amabili lesikhombisa, elamathuma amabili lesificamunwembili, elamathuma amabili lesificamunwemunye, elamathuma amathathu labo ababuye. Siyababiza kanjalo ukuze singaminyezelani. Liyazi ukuhamba hamba kakhulu. Kulungile. Elamathuma amathathu, elamathuma amathathu lanye, elamathuma amathathu lambili, elamathuma amathathu lantathu, elamathuma amathathu lane, elamathuma amathathu lanhlanu, elamathuma amathathu lesithupha, elamathuma amathathu lesikhombisa, elamathuma amathathu lesificamunwembili, elamathuma amathathu lesificamunwemunye, elamathuma amane, kunjalo. Yehlani phansi lapho futhi bazalimisa lapho emzileni. Uba ungenelisi ukuhamba ngani, yenza omunye abekwazi, baza kuthwala. Kathesi bangaki abangela khadi lokukhulekela, phakamisa isandla sakho uthi ngifuna uNkulunkulu angisilisi limini, angikhathali ukuthi ungubani, lapho ovela khona noba yini, chono nje ngifuna uNkulunkulu angisilise, ngiyakholwa. Kulungile. Amathuma amane kusiya kumathumi amahlanu kathesi. Kababuye. Wonke umuntu olekhadi lokukhulekela, phakama futhi ubuye lapho kathesi. Lina elilamakhadi enu okukhulekelwa, sizalinda okwemizuzu embalwa futhi siqale khona kanye emzileni ukukhulekela abagulayo. Kathesi kufanele sibe sesiqedile ngemizuzu elithumi kumbe elithumi lanhlanu. Ngakho bekezelani kanye lathi okwesikhatshana futhi khulekani ngakho konke okukini. Kathesi ngifuna ukuthi ngikhangele ngabo munye ngamunye wenu kathesi. Kathesi khumbula, bakhona yini abanye abangakazi babe komunye kwemihlangano yami? Kulaba lutshwana, khangelani nje, siyajabula sibili ukuba lani. Ithemba ukuthi lizaqhubeka kulolu hlobo lwenkonzo, eyikuthi lapho umoya ongcwele uba ungasilo ilunga lelinye ibandla eliyifu gospel futhi ngemvelo, singalicela uba lithande uhlobo lwenkonzo lapho umoya ongcwele obuya khona angene futhi ahambe. Khangela abathumayeli lapha baphila elizweni lonke lapha futhi baya, ngiyabonga dad, bazathokoza ukuba lani ebandleni labo. Manje ngifuna ukutsho lokho ukuthi wonke umuntu oguquliweyo liviki, wonke umuntu oguquliweyo lapho liviki kathesi, khangela leli xuku labathumayeli bamela into efanayo engimelayo. Kasila lamahluko owodwa, ngitsho siyafanana isibili, sikholwa livangeli eliyigcweleyo, ubhaphathizo lukamoya ongcwele, zonke lezi izinto, bonke abathumayeli la, sonke nje siyafana xa futhi sifuna lijoyine ibandla labo ukuze liqhubeke lisiya phambili. Manje bona bayi umsamariya olungileyo usebuyile wathela amafutha esilondeni, kodwa ukuthethe kathesi futhi ufuna uye kwezinye izindawo zokuhlala izihambi lapho eziseduzane lawe. Usebhadele umalusi ukuthi akunakekele, ngakho usebhadele wamukela umoya ongcwele, wathola izibusiso zikaNkulunkulu futhi lempila kahle isambulo, usenga wondla umphefumulo wakho. Ngakho buya kathesi futhi ujoyine elinye lamabandla futhi kuza kuba yinto enkulu ongayenza ukugcina umphefumulo wakho wondlakele futhi ukuqhubekela phambili. uNkulunkulu abelani. Manje ngasizitsho ukuba ngolunye ulutho olwedlula ukuba ngumfoweni. Manje uba uhlitho lungeza lamuhla futhi uNkulunkulu engathatha labo abangabafaneleyo ekhaya, ngiza kuba ngokugcina ukusuka kuplatform. Kunjalo ngazalwa phandle kwesikhathi. Lapho lina inengileni bathumayeni bePentecost la abadala kulami iminyaka emnene edlulileyo, laliphandle la esitaladeni lithumayeni la ukuzingelwa kwakunzima, lalivula indlela esengigijima phezu kwayo, lalitshela abantu ukuthi izinto lezi ziza kwenzakala, laliquma zonke inhlobo zexuku lezinto phezu kwenhlobo zenqwaba zamadwala, bona ngilusane nje futhi lini ngiyibona. Lingabazalwane abalethe lokho, lingabazalwane labodade abenze izinto lezi, la ukukhuluma ebantwini kuphela futhi labatshela ukuthi kuza kuza, labeka isisekelo. omunye ubeka isisekelo, omunye wakhona ungumbazi, omunye ulungisa impompi zamanzi, omunye ulungisa amagetsi, indlu kaNkulunkulu iyakhiwa. Bona futhi kathesi lapho siqhubekela phambili ukuthi omunye lamu kule ndawo yakhe, futhi kathesi sifuna lina bantu liphakamise futhi lihloniphe abazalwane bethu lamabandla lawo, futhi makuthi umbuso kaNkulunkulu ukhule futhi wengezelele njalo njalo kungumkhuleko wethu. Manje ngangeke ngisiliswe ukusiliswa sokwahlawulelwa umoya ongcwele bangaka abakwaziyo uKristu wakwenza eCalvary, into kuphela eyokuthi mhlawumbe lawa madoda ala bangabajumayeli bangathatha ilizwi likaNkulunkulu. Angeke ngaqala ukuma phambi kwabo ngelizwi likaNkulunkulu futhi lenye into ephambeneyo, ngoba babizi leso isikhundla sabo, bayajumayela, bayakwazi lokhu abakukhuluma ngakho. Ngakho ngiyalalela nje kulokhu abakuthola futhi ngithi amen, futhi ngiqhubekele phambili ngoba bangabantu bakaNkulunkulu. Ngiyabalandela futhi ngiyabafumana besebhayibhelini futhi bekhuluma iqiniso. Aw, manje kangikho kangako ekuthumayeleni, kodwa isipho sami isipho sokubona. Lokho yi uJesu wayengumthumayeli, wayengumboni futhi. Futhi kuyingxenye yami, kuyikuthi ngangila mfundweni le ukuthumayela, kodwa ngilesipho sokubona ngaphambili izinto, ngizikhulume futhi ngizikhulume ngaphambili. EBhayibhelini yona lathi khona kwathunywa abapostoli, abaprofeti, abavangeli, abafundisi, abelusi, bonke labo ekupheleliseni ibandla uNkulunkulu wababeka ebandleni. Manje kulezipho zikamoya eziyisificamunwemunye, lezo esingabeka kizo izandla futhi lokunye okunjalo, futhi sikhulekisise izipho ezinhle futhi sitshengise kanjalo. Kodwa lezi ezinye izipho ezimiselwe ngaphambili nguNkulunkulu, uNkulunkulu uzibekile ebandleni. Esikhathini esizayo, yena uJohn uMbhaphathizi wayeyisigijimi esikhethekileyo saleso sikhathi. uNkulunkulu wamgcoba ngaphambili ukwenza lowo msebenzi. Liyakukholwa lokho na? Sibili wakwenza. uJesu wathi, laya ukuyabona umprofeti. Wathi, wodlula ukuba ngumprofeti. Bona, uJohn kazange abe kwazi lokho, kodwa uJesu wayekwazi. Bona, futhi uJeremiya ngaphambi kokuzalwa, uNkulunkulu wathi, ngakwazi, ngakungcwelisa, futhi ngakugcoba ukuba umprofeti ezizweni. Lokho kuliqiniso, kayisikho na? Manje la uJesu elapha emhlabeni, wathi, lapho esesiya kusuka, wathi, useyisikhatshana futhi umhlaba. Lingakukhohlwa lokho ngani onguKristu. Okwesikhatshana futhi umhlaba kawuyi kungiboni, njalo kukanti liza ngiboni, ngoba ngizakuba lani ngikini kuze kube sekucineni komhlaba. Wakutsho lokho na? Uzakuba elathi kuze kube sekucineni komhlaba. IBhayibhelathi ungofana izolo, lamuhla, lanininini. Lokho kutsho okufanayo ngendlela yonke, okufanayo ngamandla. Into kuphela eyahlukileyo kuJesu lamuhla emhlabeni kulalokhu ayeyikho lapho. Lamuhla ulapha esimeni sikamoya ongcwele, umzimba wakhe obambekayo uhlala usesandleni sokudla sikaNkulunkulu ezulwini. Ngolunye usuku uzabuya futhi, labo abakuKristu bazavuka futhi behambe la. Bona, yikho lokhu esikudingayo lolu suku. Kodwa umoya wakhe kanye lamandla awo onke lokubonakaliswa kuphiwa emzimbeni wamakholwa kuwo wonke umhlaba. Manje lingilosi yenkosi uba ingayenzi futhi yenze imisebenzi efanayo uJesu ayenzayo. Khona-ke akusiwo umoya owawukuJesu, kodwa uba khona isenza imisebenzi efanayo leyo uJesu ayenzayo, ngoba wathi, lo okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo naye uzayenza. Ngiyakwazi iBhayibhelini isahluko esifanayo. UJohane 14 imisebenzi engiyenzayo laye uzakuyenza, neminengi kulaleyi uzakuyenza, ngoba ngiya kubaba wami. Ngiyakwazi iKing James ikubeka emikhulu, hayi ngeke ibe mikhulu elakuqala lithi eminene, ngoba wamisa imbele, wavusa abafileyo. Awu, yonke into nje awungeke wenze okukhulu kulalokhu akwenzayo, kodwa ibandla lizakwenza okuningi kwabo, ngoba lapho sisiba lomhlangano la, baba lomhlangano e-Africa, baba layo eBrazil, babuye yonke indawo emhlabeni. Bona, ngoba ingaba minenge, uNkulunkulu wabonakaliswa emuntwini oyedwa, bona le indodana yakhe uJesu manje ubonakaliswa ebandleni lakhe jikelele, kodwa umoya ofanayo usenza imsebenzi efanayo ngolunye usuku elingela ikhadi lokukhulekela manje kungaba khona elinye elilodwa ikhadi lokukhulekelwa phakathi ngophakathi kombuthano uba likhona ufanele ungene emzileni lina elingela amakhadi okukhulekela kwakulomfazi asithi khona njengalokhu kayifundeki ngalindlela kodwa umfazi kwesinye isikhathi wayelohlupho lwegazi futhi wayengakwazi ukuthi wayezafika njani kuJesu kodwa wathi kuba ngingathinta umphetho wesambatho sakhe ngiyamkhola ngizasika bangakabake bayibala leyo ndaba ngani sibili sakwenza futhi manje wafohla equbini futhi wafohla edlula bonke abaxothozi futhi wathinta isembatho sakhe manje isembatho samaPalestina silenga sikhululekile futhi babe lesambatho sangaphakathi manje ngazange akuzwe khona ngokwenyanga kodwa wathi ngubani ongithintileyo lapho emthini futhi wabuyela ebantwini ngubani ongithintileyo futhi ngani uPetro wamkhuza wathi Nkosi kungani usitsho into enjengaleyo ngani wonke umuntu uyakuthinta futhi uthi ngubani ongithintileyo wamkhuza iBhayibheli lasho wathi kodwa ngizwile ukuthi ngiphele amandla aphume phakathi kwami futhi wakhangela yonke indawo ebantwini waze wamfumana umfazi omncane futhi wathi kuye ukholo lwakho lukusindisile wayelohlupho lwegazi ngiyakukhumbula lokho manje bangani khangela laba abafundisi lapha lonke lina lingabe belusi bafowethu ibhayibheli lathi uJesu Kristu ungofana izolo lamuhla lanini nini kunjalo na futhi ibhayibheli yatsho ukuthi ungumphristi omkhulu ehlezi esandleni sokudla sikaNkulunkulu kathesi emela isivumo sethu ungumphristi omkhulu lo obanjwa imizwa yobuthakathaka bethu kunjalo na bona lokho umphristi omkhulu manje uba engofanayo izolo lanini nini uhlobo lokuthinta olufanayo luzaletha impumela efanayo kunjalo na manje khangela kuwe ungamthinta njani ngokholo lwakho thinyelela uthi Nkosi Jesu ngilesidingo engichisekela ngaso lalela cela lokho ungazikhulekeli khulekela omunye umuntu kasi uthathe ngaleyo ndlela hathi njengokwakho khulekela omunye umuntu makuthi umoya ongcwele abone kulokho khulekela nje omunye umuntu abanye babathandekayo bakho kumbe omunye umuntu omazi okwenye indawo kumbe enye into enjengalokho khulekela lokho bona ukuze ube kwazi ungabadingi ukuthi babe lapho uNkulunkulu uyezwa imkhuleko uyakwazi lokho okukhulekelayo bangaki esakhiweni esingazanini labo engazilutho mayelana ngawe phakamisa isandla sakho ngiyabo ngithemba wonke umuntu kusehla phansi ngakulomzini womkhuleko lonke liyakwazi ukuthi kangikwazi phakamisa isandla sakho kangikwazi wena manje liyananzelela kuba ukuthinta kunye kuvela umfazi omncane kwenza uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu iphele amandla aphume phakathi kwa amandla yikuqini kuyini lo mzi oza kwenza kini isoni esisindiswe ngomusa bona nansi incazelo yakho okunenge kulalokho liza kwenza bona nanko ke manje uba ngingathatha ingxenye yalo mzi womkhuleko wokudalula bazavele bangithwalile phandle byangiqeda amandla nje kukhona enye into ngakho kangingeke ngikwenze konke lokho kodwa ngingakhulekela munye lamunye yikho lokho elikufunayo kungenani kayisikho zihlobo ukubeka izandla manje uJesu kazange athi bekani izandla futhi likhuleke wathi lezi izibonakaliso zizabalandela bona abakholwayo uba bebeka izandla phezu kwabagulayo kazange athi bakhulekeleni bekani izandla phezu kwabo nje uhlelo lokukhuleka yilolu bizani abadala bebandla babagcobe amafutha futhi bebakhulekele lokhu ngokwebandla kodwa isipho sobuvangeli sokusilisa yikubeka izandla nje phezu kwabagulayo siyakwazi lokhu hatshi bakhulekele beka izandla phezu kwabo lezi zibonakaliso zizalandela manje kodwa kasiboneni ngubani mfowethu Porters ngubani kulungile ukuze nje umoya ongcwele aqalise futhi ehamba phakathi kwethu manje khangela kangifuni umuntu ahambe ngiyacela kathesi yonke indawo thulansibi thobekani manje ngitsho ukuthi lapho umoya ongcwele esenza loba yini ufuna ukumdumisa kulungile lokho kufanele likwenze lokho kodwa lingahambi hlala ndithule ngoba munye lamunye wenu lingumoya futhi ke uqobo lukamoya ongcwele luyabuya futhi luthi omunye umuntu ngemuva le ngemuva lapha esithi angazi uba lokho kuyini ngiyakuzwa lokho khona lapha omunye umuntu khona ngemuva lapha esithi Tony John uyamazi usibani bani lo sibani bani ngangingu sibani bani bona lokho kuyaphazamisa bona ngoba uba umoya omkhulu wempilo elaphakade ukanye lathi futhi ungigcobele ulutho khona ke ngizakuzwa njengokuchaya kwenhliziyo bona uya iyo indlela engikuthola ngayo bona umthinte futhi ngalokho lapho ukhuleka kuye isisa sakho lokholo kuyamthinta khona ke nje uya ngiyazinikela nje ngakho khona ke abe sekhuluma futhi aqale ukungitshela khona ke wena woba umahluleli ukuba kuqondile kumbe hatshi manje uba engakwenza lokho okokugcina manje sesihamba sesilungele umhlangano usulungele ukuvala kumizuzu emlutshwane elandelayo bangaki abaza kuthi ngiza kwamukela ngenhliziyo yami yonke futhi ngikholwe kulokho engilesidingo sakho uNkulunkulu alibusise manje baba osezulwini ezandleni zakho ngiyanikela abantu la ngithatha umoya wonke la ngaphansi kwamandla ami okodumo lenkazimulo kaJesu Kristu ngiyakucela ebizweni lakhe amen manje umfazi olapha ngiyakhona ophakamise nje isandla sakhe phezulu ukuthi yena asazani ngokupheleleyo kangimazi mhlawumbe isikhathi sethu sokuqala esake saba duze kangaka ngaphandle sedlulana kwenye indawo esitaladeni kwenye indawo kodwa uNkulunkulu uyasazi sobabili manje uba manje khangelani bangani nanku umfanekiso lamuhla okangcwele uJohane 4 umfazi lendoda eqala ukuhlangana uJesu lomfazi weSamariya manje kangisuye uJesu laye kasuye umfazi weSamariya kodwa ngesinye isikhathi umoya wakhe ofanayo ulapha umfazi omileyo la angaba engumcothozi angaba engumkristu ngaba engumkhohlisi angaba efuna imali angaba emele omunye umuntu kangikwazi angeke nje ngilitshele kodwa uNkulunkulu uyakwazi manje uba engema futhi angitshele amenze abe ngumahluleli uba engangitshela khona kanye enye into ngaye uba kukhona okunye ngaye ngeke ngibe kwazi khona kodwa uba engangitshela enye into ngaye makuthi yena abe ngumahluleli khona ke awu uba kuqondile liyazi kuzamele kube kuvela emandleni athi kuyikhona okunye awu khona ke ungawalinganisa njani amandla lawo yikuwuthumayela ivangeli ukuwuphakamisa uJesu Kristu ubizela izoni elathini usilisa abagulayo labahluphekileyo umoya bani yizithelo bani lowo moya ozabe uzithela uhlobo lwezithelo olufanayo uJesu Kristu azithelayo kanye lo moya kaNkulunkulu ukuye kuyikhona kuyakuba ngumoya wesiKristu woba kuza kuba kuwe ukwenza ukhetho lwakho kuphi kwakho kodwa kuza kuba nguNkulunkulu kuwe kakusoze na yebo ngoba ungumKristu manje ngibekwazi njani ukuthi ungumKristu ngoba ngiyawuzwa umoya wakhe bona njengekathesi njengokuchaya kwenhliziyo kungena kuhamba kusithi futhi ngiyawazi umoya kaNkulunkulu ophezu kwami lo ongicobayo kathesi uyananzelela ukuthi lo ngudadewethu futhi ngangikaze ngimbone kukanti ngiyazi kunguye bona kunje ngenye into isiza njengalokho uhamba ndawonye umoya wakhe uyahlangana kanye lo moya lo ongicobileyo bangani abake babona umpikisho waleyo ngilosi yenkosi bale balayo la yonke indawo akuyo yonke indawo emhlabeni khumbula ngiyalitshela lokho leyo ngilosi yenkosi eliyibonayo empikisheni insika yomlilo eyakhokhela abantwana bako-Israyeli eyenziwa yaba yinyama futhi yahlala phakathi kwethu yabuya ivela kuNkulunkulu futhi yahamba kuNkulunkulu yaphenduka ensukwini zokucina ukwenza umsebenzi wayo ukuqedisa umbuso ikhona lapha phakathi kwama-intshi ayisithupha lalapho engime khona manje likukhumbule lokho yikugolomba ba kodwa ngiyamkhola ngiyakwazi ukuthi ngehluleki manje uba inkosi ingembula kimi enye into ngawe dad futhi lakini emzileni wokukhulekela manje wobandilungiselele ngoba angifuni ukuma ekudaluleni phezu kwakho konke ngoba khona ngingeke ngikwenze kodwa lungiselelani nje wobandikholo manje uba ngingakunceda futhi ngingakwenzi khona ke ngiza kuba ngimubi akumelanga ngibe ngimile la kule iphuphi lowo muntu onjalo hathi ngempela kodwa bengichumayela kalukhulu futhi ngilindele nje okwesikhatshana ukuquba inkulumo labo njengalokho inkosi yethu eyakwenzayo kulowo mfazi emthonjeni. Wathi, ngilethela okokunathi, bona waye esenzani, ebamba umoya wakhe, bona kuyini kuyini okwakuluhlupho. Khona-ke lapho esemfumanisi uhlupho lwakhe, wamtshela lokho okwakuluhlupho lwakhe. Liyakhumbula ukuthi kwakuyini? Wayela madoda amahlanu futhi ayisithupha ayeyiwo, ngoba wayela amahlanu futhi lalawo ayehlala laye leso sikhathi kwenza amadoda ayisithupha. Futhi lapho emtshela lapho uhlupho lwakhe olwalukhona ngani, wathi, mumzane, ngiyananzelela ukuthi unguprofethi. Bona abafarisi babesanda kuthi wayeyisanuse mdeveli, wabatshela ukuthi lokho kwakuza xolelwa leso sikhathi. Kodwa lapho umoya ongcwele esebuyile ukukwenza, akusoze kuxolelwe ukukhuluma kubi ngakho. Ngakho kodwa wathi, ngiyananzelela ukuthi ungumprofethi, futhi siyakwazi thina amaSamariya siyalazi ilizwi, siyakwazi lapho uMesiya esiza, lo othiwa uKristu uzasitshela zonke lezi izinto. Bona wabakwazi ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya, futhi wathi, nginguye lo okhuluma kuwe. Futhi wathiya imbiza yamanzi, futhi wagijimela edolobheni, futhi wathi, wozandi bone umuntu lo ongitshela izinto engazenzayo, kayisuye lo uMesiya na? Manje uba leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya ngaleso sikhathi, kuza kuba yisibonakaliso sikaMesiya kathesi uba uMesiya engofanayo izolo, lamuhla, lanini. Uba lumoya owa uyezwa ukuthi enye into iyenzakala, kawukuzwa na? Manje kakuthi umbuthano ubekwazi, umuzwa ohlabusayo sibili othobekileyo ubukhona nje uphezu kwabo, akunjalo na? Phakamisa isandla sakho ohlabusayo sibili othobekileyo, ngikhangele ukukhanya phakathi kwami lomfana. Manje sekusehluka, umfazi ubulawa yi-TB futhi usanda kuvela esibhedlela somkhuhlane wofuba. Lokho liqiniso. Kukhona omunye futhi umfana lowo la, umzuzu nje umoya ofanayo kuye. Awu, lo kumzukulu wakho. Kunjalo ulohlupho lwenkankili, ulezilonda emaphathini akhe. Lokhu kuliqiniso. Kunjalo kayisikho na? Sibili, kulungile. Nkosikazi Harris, yilo ibizo lakho. Wena lo mzukulu wakho, kambani ekhaya. Ukuhlupheka kwenu sokuphelile uJesu Kristu eselenze. Uyakhona inkosi uJesu kathesi. Bona lelo libhayibheli. Lo ngumoya kaNkulunkulu usenza okufana izolo lamuhla lanini. Manje liyakholwa ngenhliziyo zenu zonke. Lokhu kufanele kwanele. Manje uba ngingakhulumi ilizwi elilodwa, ngibeke nje izandla zami phezu kwakho, lapho ugcobo lusaselapho ungakholwa na? Hamba-ke futhi usilisiwe ebizweni likaJesu Kristu. Woza dat, ufuna ukuphepha kuhlupho lwakho besisu, hamba nje ubonga uNkulunkulu futhi uthi, sekuphelile, kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Uba ngingabeka izandla zami phezu kwakho, uyakholwa uNkulunkulu engakusilisa ebizweni likaJesu. Siliswa yiso isimilo sokuza ngaso, wasiliswa kunjalo yiso isimilo. Manje khumbula, umoya ongcwele ulapha. Nangu esiza umfana omncinyane omuhle, umncinyane kakhulu sithandwa, lakancane ukuba lokholo. Kodwa khangela lapha nje okomzuzu, umfowethu Branham, kulungile, uhlupho lwakho lwenhliziyo seluphelile manje, ungahamba ngekhaya futhi uphile. Amen. UJesu uyakuphilisa. Ngasithini? Siyayibonga inkosi ngalowo mfana omncinyane. Ubulokungahlaliseki okubi akunjalo na? Kuza kuthiya kathesi, hamba khona nje ngekhaya usithi, ngiyakubonga Nkosi futhi wenziwe uphile. Woza, awu lowo mkhuhlane wethukela omdala, uba singaqeda nje ngawo. Uyakholwa ngenhliziyo yonke ebizweni likaJesu. Makuthiyele umfazi, kungaze kwamhlupha njalo. Amen. Boza kathesi, linkosikazi, ibilento efanayo umkhuhlane wethukela laye. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke kathesi, lapho usedlula futhi uphiliswe ebizweni lenkosi uJesu. Liyakholwa wonke umuntu manje woba lokholo kuNkulunkulu. Woza dadewethu, ebizweni likaJesu Kristu philiswa, woba lokholo, ungathandabuzi. Woza mfowethu othandekayo, ngiyakholwa ngeqiniso usilisiwe lapho uhlezi khona phansi lapha. Ngakho-ke ungaqhubekela phambili, uNkulunkulu akubusise kathesi. Kulungile. Woza dadi othandekayo, woba lokholo kuNkulunkulu. Yikho lokho ebizweni lika Jesu Christ. Philiswa. Amen. uNkulunkulu akubusise, dadi. Khamba khona usiya phambili, uthokoza futhi ukholo. Oh, yiso isimilo sokuza ngaso. Manje thobeka sibili. Wonke umuntu, gcinani izihlalo zenu. Kathesi, thobekani sibili. Umoya ongcwele ulapha ngenxa yokuthi kakhulumi okunenye kibo. Kwezinye izikhathi kuyatsho nje izinto. Ngizama ukuthi nje futhi uba ngingakubona kuvela khona ngokuphangisa. Ngiyakhuluma futhi ke ngiqhubekele phambili. Boni, kwezinye izikhathi ngiyaphanga ngiphume phandle kwakho njalo okwemizuzu emlutshwane futhi ke ngiqhubekele phambili. Kodwa umoya ongcwele ulapha ulokhe esazi izinto zonke. Uyakukholwa lokho Nkosikazi? Woza duze lami. Ngileqiniso. UngumSpanish. Futhi mina ngingum-Irish kasazani. Lokhu ikuhlangana kwethu kokuqala. Uyakholwa uJesu Kristu lo engikhuluma ngaye. Uyindodana kaNkulunkulu yeqiniso. Uyakholwa ngiyamela kahle. Uyakholwa ungithumile ukukusiza. Uba ngingakutshela lokho uhlupho lwakho oluyilo. Uzamkholwa uhlupho lwakho lusemhlane. Ulo hlupho lomhlane. Njalo umkakho ulo hlupho lomhlane. Ulo hlupho ngonyawo lwakhe. Ulenkazana elohlupho ngentaba. Kwabangelwa ingozi yemoto. Kunjalo. Khambani ngekhaya. Lonke lizasila. Woba lokho ungathandabuzi. Manje lokho uqeda amandla futhi wenze enye into. Woba lokho nje kathesi kukholwe ebizweni lika Jesu. Ngiyamkhulekela umfazi. Amen. Woza kathesi, woza nomzana. Ungathandabuzi kathesi. Ubusuqaqazela okubi futhi wethukile futhi kwenza waba lezilonda esiswini sakho futhi kuzwisa ubuhlungu. Kodwa hamba ngekhaya kathesi. Uza kuphila futhi ulunge. UNkulunkulu akubusise. Woba lokholo kathesi. Kholo ngenhliziyo yakho yonke. Awu, siyabona okulohlupho ngomntwana omncinyane. Ulensimbi zakhe zasenyaweni la. Uzamkholelwa dade kathesi ukuthi uNkulunkulu uza kumvumela lunkazana omncane aphile futhi akhule abe ngumfazi omutsha olungileyo ongelansimbi zasenyaweni. Baba osezulwini othandekayo, uba ngingasilisa lomntwana futhi ngisuse lezi nsimbi zasenyaweni kuye, ngingakwenza. Kodwa ngiyabeka isandla sami phezu kwalesi sithandwa sengane encinyane ongelandlela yokuba lokholo ngokwakhe. Ngiyalahla lesi similo sokulimala ebizweni lika Jesu Kristu. Lingane mayihambe futhi iphile. Khona nje ngeqiniso njengoba ngimile lapha. Sibili yebo, uyakukholwa akunjalo na? Bangaka bakukholwa. Uzahamba futhi umntwana uzakhupha insimbi zasenyaweni futhi ahambe. Kulungile, woba lokholo. Isisu esingahlalisekanga futhi oh mina bo, uyakholwa na? Khona ke qhubeka futhi udle futhi ube lesikhathi esihle futhi ukholo lwakho lukusilisile. Woba lokholo kathesi wonke umuntu. Woba lokholo kuNkulunkulu. Woza dadi othandekayo, uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke. Oh Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi umsilise. Kumele abe lamandla akho okusilisa kumbe afi. Futhi ngiyakhuleka ukuthi umsilise. Siphe khona, siphe khona. Kulungile dadi, akuthi ngikutshengise enye into. Kulabantu abaningi phandle la kulumbuthano ababulawa into efanayo lale oyiyo. Bona, akuthi ngikutshengise enye into. Kulenhliziyo eqaqazelayo, mangilitshengise phandle la bonke abahlutshwa yimithambo yemizwa. Phakamisani izandla zenu futhi lenhliziyo, phakamisani izandla zenu. Bakhangeleni bona, ngingababiza njani munye lamunye wabo. Bona, ngingeke ngikwenze. Kodwa ngiyezwa lokhu kubambana okukhulu. Isitha sizama ukubabamba futhi sibizela isihawu. Sizalahlekelwa ngamandla aso yonke indawo. Kunjalo ngakho uyakholwa ukuthi uzalahlekelwa, ukuthi ulahlekelwe yikho kuwe nje kathesi. Uzwa kwahlukile akunjalo na? Usilisiwe nje lapho. Khamba endleleni yakho uthokoza uthi ngiyabonga. Woza Nkosikazi encane, kholwa ngenhliziyo yakho yonke futhi wenziwe uphile ebizweni lika Jesu. Udadewethu makasiliswe uNkulunkulu usisa lomfana omncinyane lobubusuku. Oh mina bo, uyakholwa uJesu uza kusilisa. Kulungile ebizweni lika Jesu. uNkulunkulu akubusise. Kulungile, woza kathesi futhi ukholwe mfowethu. Woza mfowethu uMasha, woza wena uthathe izibusiso zeNkosi. Ngiyabeka izandla zami phezu komfowethu ebizweni lika Jesu. makasiliswe kuvumele khona wonke umuntu ekhole woba lokholo ungathandabuzi kholwa nje kathesi woba nje kasimi ngomuntu wonke lokhu akutsho khuluma nje ngiyakubona kodwa ngangifuni umbono kuyinto engathi iyaxuma phakathi kwakho lapho ukhuluma ebantwini liyakwazi lokhu engikutshoyo kuyaxuma futhi ke yikho lokhu bona kuyakwenza uphele amandla.
Just a moment, something happened in the audience.
Okwesikhatshana nje enye into yenzakele phakathi ebantwini uba ungakholi kawusoze ube lokuhlinzwa kwesinye uthinte umphetho wesambatho sakhe dade kuyini akuthintileyo ngitshele lokho akuthintileyo kakwenzeki kuye ukuthi angithinte elapho kodwa wenze nje manje ake ngilitshele enye into ubehlezi khona lapho leso sikhathi ekhuleka uNkulunkulu yenza angibize uba lokho kuyikho uba lo ungumkhuleko wakho nanko lapho bona yikho sibili yenza okufunayo futhi ubone uba kungekho njalo yenza nje okufunayo kulungile kasazani omunye lo muntu kangikwazi wena futhi wena kawungazi mina uNkulunkulu uyasazi sobabili lapho ugcobo lusaselapho sizabona nje lokho okuluhlupho. Into yokuqala uhlutshwa ngamehlo akho ikhanda lakho ulequbu esandleni sakho senxele lesi hlakaleni kunjani uyakhola uvela endaweni ethiwa Sunnyvale osikazi wayi kuhamba ngekhaya uthokoze futhi uphile kulungile woba lokholo kuNkulunkulu kholwa nje kathesi wonke umuntu wozani kathesi futhi liyakholwa na wonke umuntu ekhuleka oqubekani nje liphambi kukaNkulunkulu likhuleka woza mfowethu ebizweni likaJesu philiswa woza dade othandekayo woza ukholo ngakho konke okukuwe oNkosi ebizweni likaJesu silisa udade wethu amen woza dade othandekayo kholwa nje lokho uNkulunkulu akwenzayo ubukho bakhe udlula ngaphansi kwesiphambano kathesi ebizweni likaJesu makasiliswe woza dade udlula ngaphansi kwesiphambano ukholwa ngenhliziyo yakho yonke uhlupho lomhlane luzasuka futhi ungahamba ngekhaya uphile kulungile ebizweni likaJesu Kristu woza dade othandekayo oNkosi ngiyakhuleka lapho esedlula ukuthi uza kumsilisa amen woza dade kholwa kathesi bachumayele khulekani wonke umuntu khuleka woza ebizweni likaJesu makasiliswe amen woza kathesi kholwa ngenhliziyo yakho yonke dade ozwisa usizi usesimeni esibi kakhulu uyakhola uNkulunkulu uyakwazi lokho okubi ngawo uyakhola engangitshela khona ke uhlupho lwabesifazane liyaphela khamba ngekhaya futhi uphile woza ukholo kulungile dade othandekayo wozwa kholwa wena ngenhliziyo yakho yonke ucabanga ukuthi usilisiwe isikhatshana esedluleyo lapho sibakhulekela bona labo abakade belohlupho lwenhliziyo phandle ngale uyakholwa qhubekela phambili uphiliswe futhi ukukholwe ngenhliziyo yakho yonke ngasithi ndumisa inkosi wonke umuntu woba lokholo kuNkulunkulu woza mfowethu ebizweni lenkosi Jesu makaphiliswe amen akumangalisi na akamangalisi na akumangalisi wabizwa meluleki nkosana yokuthula uNkulunkulu olamandla baba onaphakade khulekelani abathandekayo be khulekelani nje hatshi ukuzi khulekela okwaba thandekayo be okwesikhatshana nje khulekela omunye umuntu nkosikazi uyakhola uyakhola uNkulunkulu angangitshela lokho okumelele lapho ngiyabona ule ungomunye wezisebenzi kangikwazi ngithemba kangikazi ngikubone okungedlula uphakathi lapho ebantwini kunjalo na ukuze abantu babekwazi kunjalo uyakholwa uKristu engangembulela lokho okuluhlupho lwakho futhi uba ekwenza khona ke yebo njengoba egqoke ibheji omunye umuntu engabe ephakathi lapha futhi athi awusibili uyisisebenzi wayemazi kangikaze ngihlangane lawe empilweni yami kangikazi lutho kodwa uba ngingakutshela lapho okulohlupho lwakho khona futhi lenye into uyakwazi kumele kube ngenye into ngaphandle kwengingakwenza kunjalo na kawulapha ngokwakho ulapha ngendodana yakho kunjalo futhi kulenye into embi ngemsipha yakhe kungathi ikubola kwemsipha kwambangela ukungena esimeni amehlo akhe aba yinqaba futhi layo yonke into uyethuka tu ibizo lakhe nguDonald hamba ngekhaya futhi ukhona. makabe ngophilileyo thatha irhenti leyo ngoba lukholo kunkulunkulu ungathandabuzi ungabuya dada woza ukholo manje kasikhulekeni wonke umuntu woba semkhulekweni woza dada nkulunkulu ebizweni likajesu kristu makuthi udade wethu asiliswe woza manje dada othandekayo kunjalo woza ngalapha Oh Nkosi lapho esedlula ngaphansi kwesiphambano sikaKristu makuthi igazi lithinte umzimba wakhe woza tathe wethu othandekayo umkholelwe lo omncinyane uthi Nkosi lapho besedlula ngaphansi kwesiphambano ngiyabeka izandla zami phezu kwabo futhi ngicele ukusiliswa kwabo ebizweni likaJesu woza mfowethu dlula ngaphansi kwesiphambano ukholwa ngenhliziyo yakho yonke ungaba lakho lokho okucelayo ebizweni likaJesu Kristu makasiliswe amen woza mfowethu njengokufanayo dlula khona ngaphansi kwesiphambano ukholo ebizweni likaJesu Kristu uvumele khona kunjalo woza dadewethu ngoba lokholo kunkulunkulu ungathandabuzi kholo ebizweni likaJesu Kristu ngiyacela isidingo sakhe asiphiwe amen khulekani bazalwane wonke umuntu khuleka yonke indawo kulungile ebizweni likaJesu Kristu makuthi udadewethu aphiliswe woza dad ebizweni likaJesu Kristu makaphiliswe amen woza loba ngubani lo okhulekayo Enye indoda phandle ngale ubeka ukhuleka ebizweni likaJesu Kristu makasiliswe woba lokholo kuNkulunkulu woza dad kholwa kathesi ngenhliziyo yakho yonke ebizweni likaJesu makuthi uphiliswe woza mfowethu uyakholwa enkulu kakhulu indoda eqinileyo kodwa kukanti ilohlupho lwesisu kholwa ngenhliziyo yakho yonke futhi uhambe ngekhaya phila ebizweni lenkosi uJesu kulungile mnumzane uyakholwa dade omncinyane kulungile woza kimi lapha ebizweni lenkosi uJesu makuthi isicelo sakhe asiphiwe kholwa mfowethu ngakho konke okuphakathi kwakho ebizweni likaJesu Kristu makuthi isicelo sakho siphiwe ungathandabuzi qhubeka usiya phambili ungaboni woza uNkulunkulu akubusise ngiyabonga mnumzane kulungile konke kulungile na uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke uNkulunkulu akubusise ntoda encinyane ebizweni likaJesu makuthi uphiliswe woza dadi yikho lokho na ukuphela kwamakhadi okukhulekelwa wonke amakhadi okukhulekelwa asephelile unjani uyangikholwa ukuba inceku yakhe uyakholwa ke engangitshela konke ngenhlupho zakho zonke kulungile manje ngiyakholwa uthe nje usanda kuphuma nje esibhedlele enye yezinto embi ngawo unenqulu elibeleyo uhlupho lusenqulwini yakho kodwa isehlakalo sakho sesibhedlele sasingosokuhlinzwa kowesifazane khona ngakukaphuli lakathesi kunjalo kayisikho na futhi ibizo lakho unkosazana Potts wena hamba ngekhaya futhi uphile kathesi uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke woba lokho leyo ndoda ehlezi emuva la yiyo engilokhe ngiyibona uyakhuleka kule yembe emhlophe evulekileyo ekholeni ekhulekela umngane wakhe ohlezi nganeni kwakhe olesimo senqondo uyakholwa nomzana phakama ngenyawo zakho futhi ukwamukele beka izandla zakho phezu komngane wakho la nanko-ke uNkulunkulu akubusise hamba endlini usike ndodana uJesu Kristu uyaphilisa haleluya ubekhulekela umngane wakhe yikho okukwenzayo uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu iyazenza lezi zinto iyakusilisa uyakukholwa lokho nangumfazi ohlezi lapho olento emhlophe ekhanya la ohlezi eceleni kwenkazana elento ekhanya iluhlaza okwesibhakabhaka enweleni zakhe umfazi ukhulekela umngane kunjalo ube lemvukuzane futhi uyesaba ukuthi iyeza kuye futhi kunjalo akunjalo na kulungile uyakholwa phakama ngenyawo zakho-ke ukwamukele ebizweni likaJesu Kristu akumchiye khulekela omunye umuntu khulekela umngane khulekela omunye umuntu lapha emuva le ngibona indoda ihlezi emuva kwalumfazi lapha emuva sibili ehlezi owesibili ehlezi phakathi lapha ukhulekela umngane kulokwehluleka kwemithambo yemizwa uyakholwa nomzana kulungile phakama ngenyawo zakho futhi wamukele ukusiliswa futhi ukholwe ngenhliziyo yakho yonke hamba ngekhaya futhi umthole esesila uNkulunkulu akubusise mfowethu othandekayo kholwa ngakho konke okukuwe omunye okholwa woba lokholo kuNkulunkulu nansi intombazana encane endala iphakamise isandla sayo la nanko ukukhanya kulenga phezu kwayo oh nanga omncane kulababili ba inkosikazi encane iphakamise isandla sayo inkosikazi encane ehlezi eceleni kwayo kungani ukukhanya kuphezu kwenkosikazi encane elezigqoko esiluhlaza okwesibhakabhaka You're praying for someone. ukhulekela omunye umuntu umzukulu ulohlupho lwenhliziyo uyethukathuka kunjalo kayisikho na akakho lapho use-Los Angeles lowo ngudadewenu isizathu ngikubambana okuseduze kakhulu uyakhuleka futhi kodwa ngokomngane ukhulekela ukuguqulwa komngane lo umngane ungumkatolika futhi uyamkhulekela kunjalo ngingabodade lobabili uba kuliqiniso phakamani ngezinyawo zenu uNkulunkulu alibusise. Angikwazi, angikaze ngilibone empilweni yami. Kulento engajwayelekanga ngawe. Loba kunjalo, ungaba belikwenye indawo. Kumbe, yazi umuntu ovela kwenye indawo engake ngaba khona. Ngibona indawo ekhanya ingajwayelekanga. Akusikho, ngitsho. KuseGerman, lingaba seGerman, kunjalo, liyiwo. Kunjalo sibi kulungile ukholo lwenu luliphile isicelo senu khambani ekhaya liza kuthola ngendlela elikukholwe ngayo haleluya ngiyaligolomba ebizweni likaJesu Kristu ukukholwa ukuthi kuliqiniso ngiyaligolomba njalo kulesoni la esingafuna ukuza la futhi sime la singakaqhubekeli phambili ngomzila wokusiliswa mngane oyisoni wena ohlehlele muva ungafuna ukwazi inkosi uJesu njengomsindisi wakho woza la okomzuzu nje lapho iogani isikhalisela ubizo oluhle lwelathini woza lapho umoya ongcwele uyakwazi ukuthi uba ulesidingo ngokristu kathesi empilweni yakho ungeza phansi lapho ngesikhathi lesi kuthi ume lapho elathini lesi kungaba yisikhathi sokucina engingasithola ukukhuleka lawe ensukwini zonke zempilo zethu leli lithuba lakho uNkulunkulu akubusise insizwa encane ungabuya omunye njalo lindoda isiza lapho omunye njalo woza phansi ngemva kwescreen lapho futhi uze uqonde elathini kathesi lapho dilindele umzuzu nje siza kulinda woza lapho mnumzana futhi ume lapho omunye umuntu ongathanda ukubuya ame laye phuma woza khona phezulu lapho kathesi futhi ume lapho ukuze sikukhulekele ngingajabula ukukhuleka lawo woza nje yikho kuphela esikucela khona ukuthi ukwenze uNkulunkulu akubusise mnumzana mana lapha ukhona omunye ukhona umthombo ogcwele ngegazi elisuka emthanjeni kaEmmanuel lapho izono ziwela ngaphansi kwesikhukhula zilahlekene ngamachata amacala abo uNkulunkulu usendalweni yakhe na uNkulunkulu uselizwini lakhe uNkulunkulu usendodaneni yakhe na kathesi uNkulunkulu usebantwini bakhe awu uNkulunkulu ukhona lapha ye ufuna ukuza phakathi kwakho awungeke ubuye. Ungabuya khona kathesi lina elilesidingo ngoKristu asinaki ibandla ongena kulo kumbe lelo ohamba kulo kumbe yilipi ozahamba kulo woza kunjani thondelani elathini kathesi lina elingela umoya ongcwele ningafuna ukubuya na woza kathesi sisahlabela woza. UNkulunkulu akubusise sithandwa ngilo Sera omncane endlini oyintanga yakho bona lokho mama UNkulunkulu akubusise dadu usuthisekile ukuthi uKristu usebantwini bakhe woza phambili kathesi awungeke na hamba khona phandle woza ngalindlela. UKristu uyanikelwa kuwe mngane ungabuya futhi umamukele uNkulunkulu akubusise kuhle lokho khamba kuhle.
sin away. Wash all my sin away.
Ngakho ngizaqiniseka ukuthi akula zandla ezilegazi ngosuku lokwahlulela zizunguzwa kimi futhi zisithi ngabe welula okwesikhatshana eside. Ngiyacela futhi ngiyanxusa umuntu wonke ongela Kristu, ongela Thembu, ongela Moya Ongcwele ebizweni likaJesu Kristu. Ngiyakunxusa lapha elathindeni. Woza futhi umamukele kathesi. Kodwa uba ungasuzi, khona ke angisuze ngibe lomlaka ngosuku lokwahlulela. Bona kukho kathesi. Lapho uKristu ephakathi kwenu, siyakunanzelela lokho. UNkulunkulu esendalweni ya, uyambona phandle ngale. UNkulunkulu elizwini la, uyambona la. UNkulunkulu endodaneni ya, uyambona esiphambanweni. UNkulunkulu esebantwini bakhe, uyakubona khona lapho. Uhamba, usebenza, kukhona lapha. Manje, kasibuyeni lapho, sihlabela, kanye njalo. Ukhona umthombo, ogcwele igazi. Awungeke ubuye na. Nanku umthombo lapha esiphambanweni. Awungeke ubuye. UNkulunkulu akubusise. Qhubekani nje lisize. Kunjalo. Qhubekani lihamba. Sizaqhubeka silindele. Silesikhathi esiningi esokulindela abantu abaphendukayo ukuza elathini. Wozani khona njalo. Siyathokoza ukujabula, ukubonga kuNkulunkulu ukuthi liyabuya. Buyani khona lapha kathesi ebukhoneni bukaNkulunkulu ongcwele. Yena lo ondawo yonke, olamandla onke, ongela mkhawulo. Ungabuya yini kathesi kuye lapho umusa wakhe usageleza ngokweneleyo ukusindisa bonke, ukukupha konke okufunayo. Ula ukukupha umoya ongcwele asindise impilo yakho, akusilise loba yiwuphi umkhuhlane, akwenzele loba yini oyifisayo. INkosi ibusise. Kathesi, lapho ibandla likhuleka ngokuthula, ngizakhuluma kulabo abalapha. Bangane, olunye ulutho lukutshelile ukuthi ubuye kuleli lathi. Kwaku nguye ofana, oyaziyo inhliziyo yakho, ofana lo okhulumayo lapho, umoya ongcwele, uNkulunkulu. UNkulunkulu ungumoya ongcwele ebantwini bakhe ebuyisa umhlaba kuye. Kathesi ubuyile ukukubuyisa kuye. Libusisiwe lina. Abusisiwe amehlo avulekileyo ukubona umbuso kaNkulunkulu. Kube labantu abangaba zinkulungwane eziningi phambi kwakho, amakhulu lamakhulu abokhokho bakho abafisa ukubona insuku lezi. Amadoda amaningi amakhulu ngaphambi kwethu, amadoda amaningi amakhulu ngaphambi kwakho bafisa ukubona lesi sikhathi lapho umoya ongcwele wayesiza ebandleni futhi enze lokhu elikubonileyo limini. Bafa ekukholweni bekholwa ukuthi ngolunye usuku abantwana babo baza kubona. Kathesi likubonile limini. lilizwile ilizwi liyakwazi ukuthi liqinise futhi uNkulunkulu usevule amehlo enu imikhuleko yakhe nanka amankazana amancane emi lapho umama omileyo ephethe amankazana amabili amancinyane izinto ezincane ziyeza zikhala ngiyamangala ukuthi umntwana abantwana bengacali kwezinye izikhathi umdala kusukela enhliziyweni yabo encane ethobekileyo kaba kudonsanga khona bedlula kuzo zonke inhlobo zokudaniswa okomhlaba lezinto kuthobekile njalo kuyahlabusa ngikhangele amankazana amancane lawo amabili abagone inkosikazi sengathi bakhangelele olunye ulutho ukuthi lwenzakale sibili uNkulunkulu uyakhuluma labantwana babo abancane iBhayibheli lathu njalo vumelani abantwana abancane ukuza kimi lingabe nqabele ngibona umama omncane lapha ephethe ingane yakhe ingane ethandekayo encane eyiphethe engalweni zakhe ubuyile lapha kathesi ukubuyisana lo Kristu kathesi ubusisekile wena akula muntu ongeza kimi indoda encane ibambe umfazi wayo omncane ngicabanga emi lapha embambini uyakhala ukhothamise ikhanda lakhe ngenhlonipho liyakwazi ukuthi ngumsebenzi kamoya ongcwele abanye inkazana encane elamehlo akhangeleka nsundu engikhangele phose eneminyaka eyisikhombisa kumbe eyisificaminwembili ubudala amehlo ansundu futhi lenwele ezinsundu ubuso bakhe obuncane buyakhanya ukhangelele olunye ulutho engabe engumspanish ngibona umfazi omncane omuhle elapho okuphambana khona indlela empilweni ekhothamise ikhanda lakhe ngenhlonipho ingalo zakhe zigoqiwe ngibona abanye inwele ezimpunga amakhanda abo ekhotheme leli lithuba elihloniphekayo khumbulani bangani asibuyanga lapho ukuphunga ubuya nje sibuyile ngoba uNkulunkulu ulibizile lizinkezo zomhlangano limini ngeqiniso lizinkezo zomusa kaJesu Kristu ukuthi ulibizile ukuthi libuyisane lokuthi lize lizo mamukela yena limini uNkulunkulu abelani babusisiwe la bona abalambela futhi bewomela ukulula baza kusuthiswa uyakuthola lokho ezibusisweni uJesu watsho njalo amadoda amancane ami lapho amadoda amancane nje mhlawumbe amajumi lesiphi icamunembili iminyaka engamajumi amabili yobudala mhlawumbe abajumayeli abezayo ngazi kanjani mhlawumbe kusukela lapho kuzahamba umishinari oza kukhanyisa umhlaba mhlawumbe kusukela kumadoda lawo amancane kuzakuza izipho ezizahambisa imphefumulo eyinkulungwane kuKristu futhi lalikhona ngosuku besiza eLatini isikhathi bani esihle asikhothamiseni amakhanda ethu kathesi lapho nginikela umkhuleko akula muntu ongeza kimi watsho uJesu ngaphandle ubaba wami amdonse kuqala futhi bonke abeza kimi angisoze ngibalahlele phandle wozani kimi lo eliyikhatheleyo lelisindwayo ngizalinika ukuphumula Nkosi nampa belapha babuyile ngo ubabizile ukuthi babuye umoya ongcwele enhlizweni zabo uhambile futhi wababiza futhi babuyile nampa bamile elathini bezisula amakhaya akhothamiswe belindele ukugcwaliswa ngomoya wakho obuhle bakho bakho bagcwalise Nkosi ngcwelisa impilo zabo bathumele ensimini zokuvuna laba bani abami la belindele ungabe kusekhaya nje ungabe kungapheshiya kolwane ungabe kukweyinye indawo kodwa kulesivuno esilungele ukuvuna Nkosi ngiyathandaza ukuthi uzangcwelisa imimoya yabo ukuthi ubagcwalise ngomoya baze babe yizitsha zakho ezikhethiweyo mhlawumbe umfazi wendlini omncane ukuvuna omakhelwane mhlawumbe umntwana omncane akhulume ngoJesu komunye unkazana omncane esikolweni mhlawumbe amadoda amancane bathwale ivangeli balise eMexico kwelinye ilizwe eliphesheya kwenye indawo kuvumele khona Nkosi abadala bakhulume ejikweni lesitala umngane wami mhlawumbe kwenye indawo indoda yefekithali kubhasa wa kumbe kula abaphakathi kwefekithali wena uyazi Nkosi ngiyakhuleka ukuthi kubagcwalise kathesi nje ngobuhle bakho futhi lesihawu babuyile yazi ubamukele ngokuba wathi lo oza kimi angiyikumlahlela phandle lo oza ngivuma phambi kwabantu yena ngizamvuma phambi kukababa wami futhi lengilosi ezingcwele ngakho ke bamile lapho emphakathini ukwenza isivuno baphambanisile bafuna ukulunga bamukele baba ngiyakhuleka ukuba ubabusi ubaphilise futhi ubenze abantwana bakho kusukela kuleli hola kathesi kusiya phambili ngebizo likaJesu Kristu. Amen. UNkulunkulu alibusise munye ngamunye wenu. Yemkelani umoya ongcwele. Manje hambani khona ekamelweni lapho esihlangana lani ngemuva lawo ukuthi sibeke izandla phezu komunye namunye wenu. Ukukhuleka khona ngemuva lapho. Hambani khona emuva kulendlu elungisiweyo ngemuva lawo. Lapho elizabe likhona nje okwesikhatshana esilutshwane ngemuva ngale ukuya gcwaliswa. Kuqani phansi libonge uNkulunkulu ngokulisindisa. Izandla zibekwe phezu kwenu ngemuva ngale okwesidingo senu. Futhi loko moya ongcwele uNkulunkulu alibusise. Abusise lumama omncinyane bonke behamba bethwele ingane zabo ezincinyane. Futhi lo baba ephulula inwele zengane yayo encinyane esazi ukuthi laye futhi uyazi ukuthi ngolunye usuku engatshela omncane wakhe. Sahlala kulowo mhlangano lapho ababuya enkosini uJesu. Khaya lam lihlehle.
There's a land that is fair and gay, and by faith over the way to